Ngani ukuza obuhle bangani ikusa obuhle lesikhathi esihle ukuba lapha Ngiyathaba ukuba ngiphila lokhu kusa lokuba lapha kanye libandla njalo kulezinto eziningi ezingenzakala ngesikhathi esinje esifitshane futhi kasikwazi ukuthi isikhathi bani esizabizwa ngaso ukuphendula phezulu emthethwandaba omkhulu futhi sifuna ukuba silungiselele loba siphi isikhathi ukuze sibe lokuthula futhi ngilokubonga sibili njengoba ngichilo yebo ngangilapha ngesonto ebusuku futhi ngangikhuluma ebantwini ngachumayela ngesonto ebusuku futhi ngifuna ukubonga umfowethu Robertson lonke lina elafonayo Ngokukholisa lo mbiko wangesonto ebusuku silezinto zonke futhi ke ngesinye isikhathi ngangingacabangi ukuthi ngangiza kukhuluma ngehla phansi nje futhi ngakhangela umfowethu Nevile umphimbo wakhe wawunjengebhungayezi phansi lapho ngacabanga umfowethu ohawulayo ngaye ngangibiza sibili lobu busuku ngiza kusiza kumbe ngenze yonke into engingayenelisa ngoba ngiyakwazi ukuthi lokho kuyini lapho udiniwe futhi utshayilizwe futhi wayechumayela kalukhuni lokho kusa Futhi ke ngamkhulumela ngesonto ebusuku futhi ke sisi ngiyalibonga kakhulu manje kulezicelo eziningi bayajo ezomkhuleko futhi ke asibakhumbuleni kuqala zonke lezi zicelo asikhothamiseni amakhanda ethu manje Baba wethu osezulwini kulotshiwe ukuthi kufanele singene emibuthwaneni yakho ngokubonga phezu kwenhliziyo zethu Senze izicelo zethu zaziwe embuthanweni yabangcwele. Futhi sileziningi zazo lokhu kusa eziningi kakhulu. Okokuthi asikwazi ukuzibizela kuwe ukuba uzinake, kodwa uyazazi. Kuleziningi okungakhulunywanga ngazo, uyazazi lazo. Ngakho siyakhuleka ngenhliziyo zethu zonke, njengalokho senza ngesonto edluleyo ebusuku ngodade Shepherd umntwana, kamfowethu Shepherd. Bonale lapho ephakathi waphenduka umoya ongcwele wathi akalapholiyo uza kuba kahle yikusuthise kabani esilakho lapho sisizwa kuvela kuwe manje siyacela lokhu kusa ukuthi uza kupha izicelo lezi ngemikhuhlane ngekhaya elifelweyo Ngabathandekayo lakho konke okukhulunyiweyo baba siyakhuleka ukuthi uzakhumbula munye ngamunye futhi nginikela umkhuleko wami lo mkhuleko walaba bantu phambi kwakho sibuthene ndawonye futhi ithunyelwe kuwe ebizweni lika Jesu Kristu sizwe baba siyakhuleka amen Ngifuna ukubonga munye ngamunye wenu lonke ngemikhuleko yenu kimi lapho ngiyazi ngaba lokudubuka okuncinyane phansi endaweni yokudubulela phansi lapho futhi uSathane wazama ukungibulala futhi ngoba wayengeke akwenze hathi uNkulunkulu wayengakaqedi ngami lapho ngakho angeke akwenze kuze kube sokuphelile lapho uNkulunkulu eseqedile khona ke ngilungisele kodwa umngane wami omuhle umfowethu uDu phansi lapho kuyizihawu nje zikaNkulunkulu kumbe wayezabe efumene nje kusukela lapha kusiya phansi futhi hathi kusukela lapha kusiya phezulu kwakuyikudubuka ukuphose kube ngamathani amahlanu kumbe ayisithupha kanjalo duze lobuso bami njengalokho akuzange kungilimazela kancinyane bona kwadlepha ubuso bami kancinyane ngakho lokho awukakusekho khona manje Icatha nje elilodwa elincinyane eliseleyo lapho. Ngakho ngifuna ukubonga umfowethu lo Dade Dauch khona lapha, umfowethu Brown labanye, labo abaziswa ngengqoqo yefoni ukuthi babuthane ndawonye, iqembu labantu futhi bangikhulekela. Futhi lokho nje kungenye into, kwenza enye into kuwe, uyazi uyakhulekela abanye lakho konke. Futhi ke lapho ufumana ukuthi omunye uyakukhulekela, lapho ufuna, lokho kutsho okuningi kakhulu. Futhi ngiyazi abaningi benu kalizange lifone, loba ini, kodwa lenza nje okufanayo, futhi kutsho okuningi kakhulu kithi. Futhi yiso isizathu akuzange kungilimaze. UNkulunkulu wangenza ngaphila, futhi ngilokubonga sibili. Manje ngilezaziso ngaphambi kokuba sibusise laba bafo abancinyane. Manje lobu busuku, kule nkonzo eTabanekeli. Futhi lonke lina elibuya lapha eTabanekeli, buyani khona enkonzweni lapha. Futhi ke ngiza kukhulumela umfowethu Radel lobu busuku, phezulu lapha emgaqweni omkhulu, omunye wabafowethu abavakatshileyo. Futhi ke masinya lapho ngiphenduka nxangilobunye ubusuku ngifuna ukuya kumfowethu Juni Jackson. Khona ke lo mfowethu eSellersburg simkweleda wabusuku phezulu lapho futhi ke sifuna ukuya phezulu ukuyambona futhi umfowethu ngale eUtica singena kulobu busuku ngesingakwenelisa. Liviki ngiyahamba eGreen Bay West Nixon njengoba lisazi emhlanganweni omkhulu weFull Gospel Businessmen. Isonto elandelayo ngikuleso sikolo saphezulu, leso phezulu lapho engangikiso isikhathi esedluleyo lapho. Ngiyakhohlwa ibizo leholu yaleso sikolo saphezulu. Kuyini? Martha, Stephen Martha. Yebo kulungile, iholi yesikolo saphezulu. Futhi ke ngomvulo ngangisemhlanganweni omkhulu lapho engaphathela khona ingxoxo kanye lenhlanganiso yabachumayeli eChicago. Ngesikhathi esedluleyo lapho, sikuleyo ndawo okumhlangano wokuvalelisa kumfowethu Joseph Boze. Oya eTanganyika, Tanganyika, ngiyakholwa kubiza njalo, leKenya leDurban, futhi kusedlulisa ngalapho, besenza amalungiselelo omhlangano wami ozayo wekuyindla, futhi eAfrika, futhi kudlulisa sela eSouth Africa. Futhi ke siyacela ukuthi lisikhumbule emkhulekweni kulimhlangano konake bese siphenduka. Futhi kangikwazi lapho engimele ngibe lesikhathi sokuthola khona olunye usuku eTabernacle kumbe hachi ngaphambi kokuba siye eNorth Carolina. Futhi konake kusukela lapho kusiya eSouth Carolina. Futhi ke yonke indlela kusiya eCow Palace, eLos Angeles, eSouthgate. Futhi ikho lapho engithemba ukufika khona, futhi ngibone umnumzana Weatherby, lo owenza umbhobho lo uhlamvu lwadubukela phakathi. Akazange abe legolobondo libiselwe ngemuva kakhulu, futhi wayekela uhlamvu lubuyela emuva kulokuthi luye phambili. Kwakungumbhobho omdala engangiwuthumele kuye, wayenza ukuthi ubhotshozwe. Kona ke futhi wenziwa waba ngolunye uhlobo lombhobho owahlukileyo. Ngafaka uhlamvu kuwo ngaphakama ukudubula, futhi wona awu wavuthuza umbhobho amayadi angamachumi amahlanu ngakimi, njengalokho wancibilika esandleni sami. Impompi yaphuma emzileni wamayadi angamachumi amahlanu, ibhawudo labuyela lathi ngqe ngemuva kwekheji yendluzele. Amachumi amathathu, amachumi amane ngemuva kwami, futhi imvava zencezu zaphapha, futhi zaqezula amaxolo ezihlahleni lakho konke okunye. Ngakho lokho kwakuseduzane kakhulu lelihlo lami, phose nje i-intshi eyodwa lapho okwaphuma khona njengalokho. Futhi nqa kwadubuka, futhi lo mbhobho uyamela amapawundi angamachumi ayisithupha lesifika munye munye amandla ngokwawo ingadubukanga. Ngakho ngacabanga ukuthi kanganani okwakukiye ukwenza lokho. Futhi khumbula, nqa kungadubula lokho yayingabe yadubula ikhanda lami lamahlombe futhi. Uyabona, kodwa kwakulenkosi imile lapho engazange ikuvumele kungilimaze. Kwangidlepa nje ebusweni, futhi uvava olincinyane lwaya ngaphansi kokubona kwelihlo lami. Kwenza isigombolozi ekuzingelezeni ukubona, ngakho akuzange kuthinte ukubona lapho uvava olwangena khona. Olunye ucezu olukhulu olwanamathela okhakhayini lwabhoda ngelihlo alungenanga elihlweni loba kunjalo. Oh minako, ukungasikude liyakhumbula ngalitshela wahlangana lami ekamelweni futhi wathi, ungesabi ngoba ukungehluleki kobukhona bukaJesu Kristu kulawe lanini nini. Bona, bona, ngakho lokho kuyakufakaza ukuthi unguwe. Udokotela owakhangela ilihlo lami eLouisville wathi babhalela udokotela Sam Ada phansi lapha, umngane wethu, futhi wathi, into kuphela engingayitsho ukuthi inkosi yayihlezi lapho lokho kusale nceku yakhe ukumvikela. Kungenjalo wayengasoze asalile ikhanda lamahlombe, ngakho wayelungile kakhulu kimi, futhi ngiyakuthakazelela lokho. Kungiletha duzane kancinyane, kuhlezi kusenza umahluko omncinyane. Futhi ke insuku ezimbili emva kwalokho, insuku ezintathu emva kokuba ngisiya emhlanganweni wami lapho engangihlele khona eCanada, indoda ingazange yazi lutho ngalokhu wangifonela futhi wasemisa umhlangano. Bona, ngangiza kuba ngisemgaqweni phandle ngaleli into ingenzakalanga njengalokho. Bona, futhi khona-ke wangifonela futhi kufanele ngithathe umhlangano waseCanada, futhi lokho kuza kuba ngontulikazi, amaviki okucina ngontulikazi. Khona-ke ngiza kuya phansi eDawson Creek, khona-ke e-Anchorage, Alaska, inkosi ithanda. Manje akula ngitsho limihlangano engilokukhokhelwa kuya kiyo, ngitsho lo wodwa. Kodwa angeke ngicabange ukuhlala lapha lonke ihlobo. Ngihlezi khona lapha, futhi abantu besifa yonke indawo. Kufanele ngihlanyele inhlanyelo loba kungaphi, kungenani lokuthini, nga ingamili, nga inyoni zemoyeni ziyithola loba kuyini okuyikho. Ngifuna ukuhlanyela inhlanyelo, ngoba wanginika ezokuhlanyela. Ngakho ngiza kuhlanyela inhlanyelo kungenani. Manje silesikhathi lapha, lezo engi abantu abaningi, lokho abakubiza ukubhabhathiza ingane ezincinyane kukholo lwesiKristu. Awu, lokho kulungile nxa usenza lokho. Lokho kukuwe, ngoba kababhabhathizi sibili, bafafaza amanzi phezu kwabo. Kodwa kimi, ngithanda ukuhlalala lokho nje iBhayibhili elathi ngikwenze. Ngakho-ke, lokho nje ilizwi elakutshoyo, yikho lokho engifuna ukukwenza, loba yini elakutshoyo. Futhi manje, angitholi ngitsho indawo eBhayibhilini. Kutestamente elidala baletha abantwana ukusuka enyameni, abesilisa abancinyane, futhi umama wanikela umnikelo wokuhlambulula amajuba athendele amabili kumbe iwundlu. Kodwa kuTestamente elitsha, indawo kuphela engingayithola esikhumbuzweni salimkonzo enkulu ye kwakuyikubusisa. Baletha insane kuJesu futhi wazibeka engalweni zakhe futhi wazibusisa. Yikho lokho abazali abakwenzayo bosuku lwakhe, futhi impilo yakhe yayisibonelo salokho okufanele sikwenze. Bona, lezi izinto wazenza okomzekeliso. Manje sithatha nje abancinyane futhi bayabaletha kithi, futhi sibaphakamisela nje kuNkulunkulu, futhi sicele isibusiso sikaNkulunkulu phezu kwabo, futhi sikhuleke umkhuleko wokubusisa kumama lobaba kuNkulunkulu lapho beletha umntwana wabo, futhi kumbe sibabusise ebizweni likaJesu Kristu, baze babe badala okweneleyo ukubhabhathizwa ebizweni likaJesu Kristu. Futhi manje wathi, loba yini esikwenzayo ngelizwi kumbe ngesenzo, wenzeni konke ebizweni likaJesu Kristu. Ngakho yikho lokho esifisa ukukwenza. Futhi manje lapho udade ikhalisela phansi lingoma encinyane, dade silayo lapha, baletheni phakathi, futhi umama labo baba abalingane lezi ezincinyane ezingakaze zibusiswe enkosini. Nxa lingazilitha manje lapho ibandla sihlabelela phansi manje ihubo, yebo.
Bring the little ones to Jesus.
Ngiyabathanda laba bafu abancinyane kulento ethile mayelana ngabo emnandi.
Little eyes just looking at me so little. How old? 1 month old.
Ngiyabathanda nje bona abafo abancinyane bonke nje ukuthi munye ngamunye uyingane enhle kakhulu emhlabeni akula sidingo nje ngesikhathi ngiletha uJoseph omncinyane ngekhaya lokho kwakungiqinisa umfo omubi kakhulu engingakaze ngimbone kodwa mama wakhe lami sacabanga ukuthi wayengudoli kodwa yiyo indlela okuyiyo liyazi yiyo sicabanga lokho nje ngiyamangala lokhu kusa abanye bamalunga ethu lapha kwakule manje leli lihlo lilomuthi webeladona phakathi kwalo okufiphalisayo kakhulu kodwa udade Nesh wabuza ngomfowethu Nesh angazi nga esizwa kahle bengabe belapha awu yebo ulapha dumisa inkosi mfowethu Nesh lokho kuhle manje dade Edwards angabe elapha na kumbe dade Shepard oyilincinyane inkazana egulayo usesizwa kahle manje kuhle ngithole indaba futhi into ibimizuzu emihlanu ngaze ngaba labantu abavela phandle kwedolobho okwengqoqiswano ngagijima ekamelweni futhi ngakhuleka futhi bathi umntwana wayesebanjwa ipoliyo ingalo lenyawo zasezihoma futhi ngagijimela phakathi ukuyakhuleka futhi ngathi ngiza kuza ngemva kwenkonzo ngatshela uloyisi ukuthi afone njalo watshela ikhosikazi ukuthi ngiza kuba ngilapho ngemva kwenkonzo nxa wayengifuna ukuthi angifonele futhi lapho ngingena ukuyakhuleka umoya wathi akulapholiyo uzaphila ngehla phansi awu sonke saba lomkhuleko lapha ebandleni lokho nje kwayiqeda indaba yebo mam dumisa inkosi umkhuleko uyaguqula izinto litheka kakho lapha lokhu kuza yikho umkhwenyana yebo isonto edlileyo isikhathi esedlileyo ngithumayela lapha isonto iviki kwakulomfo omncinyane owayehlezi lapha ngaqhubeka ngimkhangele ngacabanga ngifanele ngibe mazi lowo mfo futhi ngafumana wayeyindodana yalowo esasifunda isikolo sinye uJim Poe ngani sakhuliswa ndawonye kusukela singabafana abancinyane kusiya phezulu nguye lowo engaba le ngozi layo yombhobho omncinyane lezo zikhathi futhi khona-ke ngemvanyana waba lenye ngokwakhe lo mngane wami ngiyathemba ukuthi ngingakhokhelela lowo mfana kuKristu ngazama uyise kanzima ngiyakholwa ngizakwenza usaselokho ngizamngenisa phakathi ngiyathemba ngingakhokhela lowo mfana omncinyane wayele ngamkhangela wayekhangeleka sengathi wayelenhle lokho engikubiza khona manje ungakukhulumi lokhu kuloba ngubani kodwa ukudikiza komoya wakhe umuzwa omuhle ngiyakholwa kusoze kuthathe okuningi kakhulu ukukhokhela lowo mfana kuKristu ngakho asimkhulekeleni kunjalo futhi mfowethu bona omunye umuntu wayigula kumbe okunye lokho engizama ukukucabanga kungenani siyakhulekela bonke futhi lapho kwesinye isikhathi lapho uthumela isicelo khumbula masinya lapho ngisithola ngami usesakhiweni kwenye indawo ngiyacabanga ngakho uyakwazi masinya lapho ngithola isicelo khona kanye ekamelweni lami lasensitha ngiyahamba emkhulekweni futhi ngihlale lapho ngize ngizwe enye into ngangikuthiyi nje olunye usuku lapho usem dokotela sem ekhupha leyo nto elihlweni lami wayezama futhi kwamzisa ubuhlungu kabi wenza kokufaka ithawulo ebusweni bami wathi angeke ngibone igazi lomngane wami wathi futhi ngangigezekile uyazi wathi angeke nje ngenze lokho futhi ngisebenze kikho bona futhi-ke wakudonsa lokho futhi usuku olulandelayo wayesesibhedlela ngakho ngamkhulekela futhi waphuma ekahle futhi-ke usuku olulandelayo umkakhe abazange babekwazi ngitsho lokho okwakukubi ngaye bacabanga ukuthi wayebanjwa ipoliyo bona futhi wathi futhi wamkhulekela futhi manje ungekhaya ephilile. Ngakho sangena ekamelweni, udoko sangena eofisini futhi wazavala umnyango wathi, manje mfowethu Bill, ngiza kubuza enye into, wathi ungangikhulekela lo Bhedi. Ngathi, wothi sikhulekeni. Ngakho nguye inkosi eyamtshengisa umbono lapho okokwakha khona iklinika, lina liyayikhumbula indaba, nxa kuthanda buza, dlula ngalapho futhi umbuze kwesinye isikhathi. Yebo wathi nje, uvumela loba ngubani nje angene wathi, ngikhulume ebantwini abazinkulungwane ezilitshumi.
Yes, brother.
Yebo mfowethu. Yebo mnumzane, bona ibizo lakhe langempela ngu-Isaac, kodwa bambiza Bill. Umoya ongcwele awenzi iphutha, awuphosisi. Manje lokho omunye wayekhuluma wathi, ngilamachumi amahlanu lantathu futhi phose iminyaka engamachumi amathathu lanye ebengingemuva kwepulupithi futhi ngimbone kumachumi ezinkulungwane zezinto. Izolo ngangiphansi khona lephansi eningizimu yaseKentucky, khona emngceleni waseTennessee, futhi ngangihlezi esikepeni lomfowethu Dalton, lo inkosi eyamnika bonke abantwana bakhe. Liyakhumbula ekuseni lapha lapho iqala ukuphuma futhi wathi, mfowethu Branham, wathi ngithemba kuza kuba nzima kuwe ukulinganisa. Ngathi, oh mfowethu Dalton, amachumi ezinkulungwane aphindwe ngamachumi ezinkulungwane ezinto njengalezo. Wathi, kungani ungazami ukubhala ibhuku? Ngathi, ngakho. Ngathi, oh minabo mfowethu Dalton, kungahamba ngale kwalesi sikepe lapha, i-encyclopedia, inqwaba nje zamabhuku yalokho engikubone inkosi ikwenza. Futhi akula lesikhathi esisodwa ake wehluleka. Bona, ngitsho lesikhathi esisodwa, kodwa kuphelele isikhathi ngasinye. Ngiyabona, ngiyakholwa manje, nxa ngingaphambanisekanga, inkazana kamfowethu Shepherd, elesigqoko esikhangeleka sengathi lithanga, ngicabanga lokho, ngama ngakuye ngokunye ukusa. Wayehamba esehla, futhi ngacabanga ngingathwala inkazana engayisiyo, ngakho ngahamba. Ngakho kwakuyimi ohamayo, dade, ngacabanga ukuthi kwakuyinkazana kamfowethu Shepherd, futhi ngingamthwala, ngoba ngacabanga mhlawumbe imoto yakhe ngabe ifile kumbe enye into. Sasihamba ukuyathatha ubhekhi, futhi ngacabanga ukuthi kungaba inkazana engayisiyo, kodwa manje ngimbone ehlezi labo lapho. Ngakho ngiyakholwa kwakuyinkazana eyiyo. Ngakho kwakuyimi ohamayo lapho, futhi ngasuka ngahamba. Ngakho umuntu wonke uyathanda inkosi uJesu. Oh, kuyamangalisa lokho, kuhle nje futhi kulungile. Amen. Aw, mfowethu Hilati, siyathokoza nje ukuba lawe phakathi, futhi ukhangeleka umuhle kakhulu, futhi ubuhle engikubona ngabo. Sobabili singazathi siyihambhega ebusweni, ngikhangeleka sengathi ngichaywe ngayo egcwala isandla. Futhi ngabona umfowethu Hilati lobu busuku lapho elele, futhi iqiniso lonke wayekhangeleka esesabeka, kodwa ukhangeleka emuhle sibili lokhu kusa. Futhi sinika ukubonga lodumo kuNkulunkulu ngakho mfowethu. Amen. Yebo. Yazi udeveli angeke asibulale uNkulunkulu aze athi, woza, khona-ke sifuna kuhamba, akunjalo na mfowethu Hilati? Kunjalo. Kuze kube yileso sikhathi, uyazama nje ngeze. Yikho kuphela. Inkosi uJesu ulusizo lwethu futhi lesiphephelo sethu. Manje, lapha ngikhuluma ngalapha, lapho ngiphosa ukuba lamahola ayisithupha ukuthumayela lokhu kusa. Bona, nje, manje asizange sazise. Asithumelanga amatikiti lezinto ngoba ngase ngivele ngamemezela ngisoze ngibe lapha. Kodwa ukuza phansi nje lokusiza umfowethu Neveli, lokuthi ngilibone lonke njalo, futhi lokuba lesikhathi esincinyane sobudlelwano. Futhi, ubusuku bangesonto obedluleyo, umfowethu Roy Robertson, angazi ukuba uphakathi lapha kumbe hatshi, angenelisi ukubona okwaneleyo ukuthi ulapha, wangifonela engitshela ngombiko. Futhi omunye umuntu wafona wathi, bengimangala lapho ukhuluma ngokuthi uNkulunkulu wasipha zonke izinto. Ubona wakwenza, wasinika impilo, zama ukuyithenga. Wasinika uthando, zama ukuluthenga. Wasinika intokozo, zama ukuyithenga. Wasinika ukuthula, zama ukukuthenga. Akula ndlela yokukuthenga, awungeke ukuthenge. Ngakho-ke ngathi, wasinika ukufa. Omunye wafona wathi, mchumayeli, ngamangala lapho osusiya khona lalokho. Wathi, ngacabanga, lapho umfowethu Branham uzibophile leso sikhathi. Hatshi lapho iBhayibheli lisitsho njalo, bona. IBhayibheli lathi, wasinika ukufa. Manje kuyini esingakwenza ngokufa? Liyazi uPawulu esizayo kufeni wathi, oh kufa, lungaphi udonsi lwakho? Ukufa akusibusi, siyakubusa. Kulungile, izinto zonke zinikezwe kithi. Futhi ke nganika umzekeliso ukuthi kanjani uIsrayeli bemacha besiya elizweni lesithembiso. Babengakaze balibone lelo lizwe, babengazi lutho ngalo. Babelesithembiso nje sikaNkulunkulu kwakuleli izwe futhi laligcwele ngochako loluju lenhle futhi lendawo enkulu. Futhi babengakaze bayibone, akula muntu wake waba lapho. Bengazi lutho ngalo, kodwa babelesithembiso sayo futhi ngokholo bahamba inkangala. Futhi lapho befika khona emzileni womngcele babeleqhawe lapho obizo nguJoshua okutsho ukuthi Jehova msindisi. Ngakho wacapha iJordani engena elizweni lesithembiso futhi waletha ubufakazi ukuthi ilizwe lalikhona. Ngiyakuthanda lokho. Futhi kwakulilizwe elihle, amadoda amabili athwala isika esisodwa samagilebisi. Kwakulilizwe elihle, ngakho waletha ubufakazi ukuthi ilizwe ababesiya lithumba lalikhona. Manje kulo ibandla siyahamba elizweni lokungafi, elizwe lapho okungela kufa, elizwe lapho abafileyo bayavuswa. Futhi saba lo msindisi omkhulu esiwonqweni sethu, uJesu, kutsho Jehova msindisi othandekayo. Futhi wacapha iJordani lokufa, wangena kwelinye ilizwe, futhi waphenduka, futhi waletha ubufakazi ukuthi siyaphila emva kokufa. Amen. Ngakho kungaphi ukufa. Futhi ke wasinika izinto zonke. Manje silesibambiso selifa lethu. Okokuthi manje lalelisisani futhi kangitshumayeli ngalezo sifundo, kodwa nje kuzwakala kukuhle kimi manje bona ukuthi silesibambiso salokho, ngoba ngolunye usuku sahamba esonweni futhi emva kokubhaphathizwa ebizweni lakhe futhi savuka laye ekuvukeni. Sikhutshiwe esonweni singasaphindi sifune ukubuyela emuva njalo bona. Sivusiwe esonweni lobufakazi esilabo, sivele sesisekuvusweni kukho konke ukufa. Bona, nxa singaphakama sisuke esonweni ngokholo kuye, futhi kulesono ngubani ongafuna ukubuyela emabhimo engcekeza esono njalo? Bona, sedlule ekufeni saya ekuphileni. Bona, kuthi yiso isibambiso. Amen. Yiso isibambiso sokuvuswa okupheleleyo, ukufa konke enyameni lasemoyeni. Sesivele sanqoba ukufa kukamoya, ngoba sedlule ekufeni saya ekuphileni. Futhi njengo-Elijah wehla phansi eJordani ngolinye usuku, futhi walichaya elo Elisha njalo lwavuleka, futhi wachapha phetsheya waphenduka lesabelo esiphindwe kabili. Futhi lapho sichaya iJordani kanye loKristu silesabelo esisodwa, kodwa lapho siphenduka siphenduka lezabelo ezimbili, silempilo elaphakade ukuvuka esonweni manje ekulungeni ngomoya ongcwele. Futhi ke ekubuyeni loKristu siyaphenduka lakho konke ukuvuka komzimba, futhi sesivele silokuvuka kwamoya, silesabelo sakho esiphindwe kabili. Kuhlezi kungumfanekiso kaKristu lebandla, uElisha loElija. Oh, angifuni ukuqalisa kulokho. Mina bo. Asingeke sifike kulumbiko wamahola ayisithupha lapha. Yebo, mina bo. Inyama isasethanjeni, fowethu nevile. Lokho esiyikhanqatha. Oh, alithokozi na? Bona, gasila. Vakusela ukuhluphayo futhi. Ukufa akusilutho. Silakho, kungokwethu. Akungeke kungibuse, ngiyakubusa. Njani? Ngaye yena ongenza umnqobi, ngoba sengivele nganqoba ukufa. Ngakwenza njani? Ngokukholwa kuye. Bona, ukufa kusesonweni, ukungakholwa. Ngangisuye ongakholwayo, ngilikholwa. Ngivuke kuleyo nto, ngivukile. Yisibambiso sayo yonke inyama yami egcweleyo, ukuvuka kukamoya, yonke into. Yebo, mnumzana. Ngiyakubamba. Ngakho silokufa ngaphansi kwamandla ethu ngoJesu Kristu, owanqoba ukufa, isihogo, ingcwaba, umkhuhlane, osizi, lakho konke okunye, wanqoba konke. Futhi manje sivukelaye, sihlezi ezindaweni zasezulwini, sikhuluma ngokomoya kuKristu Jesu. Lezinto zonke ngaphansi kwenyawo zethu, lokuvuka kwenyama kungaphansi kwenyawo zethu, ngoba sikuKristu. Liyakubamba, nxa likubamba phakamisani izandla zenu. Ameni. Lokho kuhle. Ingqeli kubamba, lokho kuhle. Bona, lingavumeli. manje qhubekani likugcina ingqondweni zenu. Ubona, sedlule ekufeni, saye ekuphileni, ngokwenyama, okomoya, yonke indlela, la yonke into, lezinto zonke zingezethu manje. Ngani umhlaba phandle lapha uthi siyahlanya, kanti umhlaba wonke ungowethu. Uzalithatha kanjani ilifa lawo? Lapho njengoba ngikhulumile, u-Abrahama, bona, wayeselizweni lesithembiso, uNkulunkulu walinika kuye, uLothi. Wathathwa izihlubuki, izigebenga, wahanjiswa khatshana. Lo kwakungumzukulu wakhe. Ukulungile, yonke into eyayikulelwe lizwe yayingeka-Abrahama. Ngakho wayengayisilo iqhawe, akazange alwe, wayengela ngitsho amaqhawe ayelaye. Wayelezisebenzi ezithile. Kodwa lapho ebona ukuthi enye into, udeveli wayebuye futhi wamphanga, enye into eyayizithembiso kuye. Wahlomisa inceku zakhe futhi wathatha isikhali ngokwakhe. Wayengazi ukuthi waza kunqoba kanjani lonke leli qembu lamakhosi, izisebenzi eziyingcosana nje. Kodwa uNkulunkulu wamtshela ukuthi akwenze njani. Wazehlukanisa futhi wabulala amakhosi futhi waphenduka inqobile. Ngani? Wabeka ukholo lwakhe phezu kwesithembiso sikaNkulunkulu ukuthi into yonke elizweni lelo yayingeyakhe futhi uLothi wayeyingxenye yakho kunjalo. Wayeyingxenye yelizwe, oh minabo. Futhi lapho wahlangana noMelikizedeki. Emva impi isiphelile. Yalingambona nje u-Abrahama esiza phezulu emgaqweni. Kazange abekwazi ukuthi wayeliqhawe. Kodwa wabakwazi leso sikhathi ukuthi wayeyilo. Yebo mnumzana, futhi wahlangana lalo owapha isithembiso, uMelikizedeki. Manje, asivaleni okuvela ebhukwini lika-Amosi. Ngiza kukhuluma lokhu kusa, hathi amahola ayisithupha, loba kunjalo. Ngithemba akunjalo. Ubona. Ngesifundo sokuthi indlela yomprofethi weqiniso. Futhi lobu busuku inkosi ithanda ngizakhuluma phezu kokuthi ukukhupha umfutho. Futhi ke inkosi ithanda. Manje ngaziwa ngokuba umchothozi. Kodwa angisuye, angichothozi into kuphela engalunganga. Kodwa mina thina kufanele sichothoze okungalunganga. Manje nxa lingavula amarekhodi enu khona manje ekamelweni, ngani kulungile. Ngifuna ukubala manje ku-Amosi isahluko 3, kumbe yebo, isahluko 3 sika-Amosi, ingxenye yakho nje, u-Amosi 3. Zwanini leli lizwi inkosi elikhulume imelene lani, o bantwana bako-Israyeli, imelene lesizwe sonke engasikhupha elizweni leGibhithe, isithi, yini kuphela engilaziyo ezizweni zonke zomhlaba? Ngakho-ke ngizalijezisa ngenxa yobubi benu. Ababili bangahamba kanye kanye, uba bengavumelananga yini? Isilwane singabhonga ehlathini singabambanga lutho yini? Ibhongo lesilwane libhonge ebhalini lwaso singelalutho yini? Inyoni ingawela emjibileni, emhlabeni, lapho engathiywanga khona yini? Umjibila ungathanya emhlabeni, futhi ungabambanga lutho yini? Upondo lungavuthelwa emzini, abantu bengethuki yini? Umuzi ungahlelwa ngokubi, futhi inkosi ingakuvumelanga? Isibili, inkosi kayenzi lutho, kodwa iyembula imfihlo zayo, kunceku zayo abaprofethi.
The lion has roared. Who will not fear? The Lord God has spoken. Who can but
isilwane sibhongile. Ngubani ongayikwesaba? Inkosi uNkulunkulu isikhulumile. Ngubani ongayikuprofetha?
His eyes must have got narrow.
Amehlo akhe kufanele ancipha.
As he stood that morning on the hill,
lapho esima lokho kuza oqaqeni, njengale kwedolobho leSamaria, ngiyabona izandla zakhe ezihlalisekileyo, lapho zipulula indevu zakhe ezimpunga, ilanga elitshisayo likhazimula phansi. Wayengakhangi kangako ukumkhangela. Wahluke kanganani kumvangeli wesimanje salamuhla. Izigqoko zakhe zazingamadabudabu, indevu ezikhangeleka zimahlikilili. futhi wakhangela phansi phezu kwalelo dolobho leSamariya, amehlo akhe encipha lapho ekhangela. Wayengakhangeleki kangako, kodwa wayelo itho kanje inkosi kuleso sizwe. Kwakunjalo mhlawumbe okwahluke kakhulu kulumkhankaso ozayo lo inkosi eyayithumele wona eSamariya kulalokho abavangeli bethu besimanje abangaba yikho. Wayengahlomanga okwemvuselelo enjalo njengalokho esingakucabanga ukuba abe yikho lamuhla. Kodwa khumbula, wayengasuwe mvangeli wesimanje. Wayengumprofethi, kazange abe lendaba ngezinto zesimanje. Wayelo itho kanje inkosi, akazange abe lendaba ukuthi wayekhangele kanjani, lokuthi wayegqoke okwesimanje okunjani, loba inwele zakhe zazikanywe kuhle, kumbe loba ukhona owayemkhangele, kumbe hatshi, wayele lizwi lenkosi. Leyo kwakuyinjongo yakhe egcweleyo, ukuletha lelo lizwi lenkosi. Wayengubani lumfo? Yebo, kwakungu-Amosi umprofethi, umuntu omahlikilili, kodwa wayekwazi lapho ayemi khona. Wayekwazi lokho ayekwenza. Wayengumprofethi weqiniso elizwe. Futhi isizathu wayeze kuleli dolobho kwakungenxa yokuthi ilizwi lalibuye kuye. Futhi lapho ilizwi lenkosi lisiza encekwini yeqiniso, kumele ahambe kungenani lezimilo, kumbe kungenani lobunzima, kumele ahambe kungenani. Loba ulungiselele, loba uzwa njengakho, loba uyafuna ukukwenza, loba kungaba yini okunye, kumele ahambe kungenani. NguNkulunkulu okhulumayo, futhi kumele athwale lumbiko ngoba akahambeli bula, akahambeli mali, akahambeli dumo. Uhamba kuphela ebizweni lenkosi. Okwento eyodwa, ulo msebenzi, uthi uthulwe inkosi. Futhi uyilizwi likaNkulunkulu ngoba uthwele ilizwi lenkosi. Lo ngumprofethi weqiniso wenkosi. Isifundo sami ngesokuthi indlela yomprofethi weqiniso kaNkulunkulu. Lo omkhulu, umuntu kaNkulunkulu ongesabiyo, waprofetha ngezinsuku zikaJerobhowamu wesibili. Ngile ngxenye yembali yakhe elotshwe lapha phambi kwami. Waprofetha phose iminyaka elitshumi lantathu yomkhankaso wakhe. Futhi uJerobhowamu waye uJerobhowamu wesibili wayengathi nje ukhaliphile le ndoda enelisayo njengo-Israyeli ayelakho okwesikhathi esithile. Wayeyindoda eyayilethe impumelelo ku-Israyeli. U-Israyeli wayephumelela kukho konke, kodwa yena kwakulenye into engalunganga ngaye. Wayekhonza izithombe. Futhi ngangathi ngiyabala lokhu ngolunye usuku, ngangathi ngiyacabanga ukuthi lokho kwakungenelana kakuhle lalamuhla. Akulandaba ukuthi umuntu ukhaliphe okunganani, lokuthi angenza okunganani, lokuthi uphumelele okunganani. Nxa esuka kuNkulunkulu ungumthwalo esizweni, khatshana lo nkulunkulu lelizwi lakhe. Angazi uba kungasifanelanga lamuhla komunye othanda ukuhlala kuthelevizhini futhi atshengise ukuthi ukhaliphe okunganani. Balobuchopho obunganani, kodwa angazi uba belokweneleyo ukuthatha u-itho kanje inkosi. Wayeyindoda ekhaliphileyo, kulungile.
was in a backslidden condition.
U-Israel, wayesesimweni sokuhlehlela emuva. Abachumayeli bakhe, abapristi bakhe, futhi lohulumende wakhe. Bonke babetshiya ilizwi lenkosi.
They believed that they were with the word of the Lord.
Manje abazange bakukholwe lokho. Bakholwa ukuthi babe lelizwi lenkosi. Kodwa kulendlela ekhangeleka ilungile emuntwini. Kodwa isiphetho sayo kuyindlela yokufa.
Why was they wrong?
Kungani babe pambukile? Kungani umuntu wayengakholwa ukuthi babe pambukile? Ubupristi bonke bamadoda. Izinkulungwane zabachumayeli labapristi lamakhosi lababusi bonke ababezitsho ukuba ngabakhonzi bakaNkulunkulu futhi kunjalo bonke babo babephambukile konake babengadingi inkosi okwempumelelo lokho ababekudinga kwakungumprofethi ngoba ilizwi lenkosi kumbe ingcazelo yelizwi lenkosi ibuya kumprofethi weqiniso kwesinye isikhathi ungabona lokho indlela yakhe eyikho khona yindlela emahlikihliki sibili lapho bonke abapristi la bonke abachumayeli la bonke ababhulayo Futhi uhulumende ngokwakhe emelene laye. Kodwa kunjalo ilizwi lenkosi liza kumprofeti. Futhi lokho kuphela. Ulelizwi eliqondileyo. Loba wayele iBhayibheli elifanayo lababelalo. Kodwa ilizwi lalikuye. UNkulunkulu wayeqinisa ukuthi wayelelizwi. Babelezakhiwo ezinkulu futhi lenhlelo zenkolo lokunjalo lokho abake baba lakho ama-altare eyakhiwe ndawo zonke lenhlobo zonke zezinto kodwa kunjalo babekude okwamamayela izigidi elizwini likaNkulunkulu ngiyacabanga ngokwami umfanekiso ungangenelana kuhle kakhulu lamuhla njengoba ngibalele libhuku lika-Amosi kumele lilibale lapho lisiya ngekhaya Wonke uhulumende abapristi bonke babetshiya ilizwi likaNkulunkulu. Ngingathanda nje ukubala esinye isabelo sombhalo lapha ngile ukutshengisa lapho ababekwenze khona. Manje kasibaleni isahluko 2 lendima 4 okomzuzu nje.
Thus saith the law. For three transgressions of Judah.
Icho kanje inkosi. Ngenxa yeziphambeko ezintathu zikaJuda langenxa yezine. Ngangiyikuphambula isijeziso ngoba baweyisile umthetho wenkosi. Ilizwi balidelela futhi kanti babecabanga ukuthi babelalo futhi kabagcinanga imilayo yami lamanga abo ababangele ukuphambuka. Manje babelelizwi iBhayibheli kodwa amanga ababewahlanganise lalo ayebabangele ukuphambuka. Emva oyise abawulandelayo. Ubona isizathu. Manje babephambukile. Ngenxa yokuthi babebeke ukuchasisa kwabo. Kumbe ingcazelo elizwini. Futhi ngicabange ukuthi bekuhambelana lokwalamuhla. Njengabaningi befuna ukufaka umqondo wabo uqobo elizwini. Futhi singena emahlikilini.
What a rebuke!
Ikukhalimela bani okuvela kuNkulunkulu umprofeti ayelakho manje uAmosi wayengumprofeti kaNkulunkulu umprofeti weqiniso ngoba ngubani obala ngoAmosi uyakwazi isibindi saleyo ndoda engesabiyo kaNkulunkulu ubalwa njengomunye wabaprofeti abancinyane ngoba kazange ahlale okwesikhathi eside kodwa ngeqiniso wabeka ihloka empandeni zesihlahla
He was one of the most fearless of the prophets.
Wayengomunye wabangesabiyo abaprofeti. Uthi wabuya logqobo. Wabuya lo icho kanje inkosi.
He knew what he was talking about.
Wayekwazi lokho ayekhuluma ngakho. Ngoba ugqobo likaNkulunkulu waluphezu kwakhe ukuletha ingcazelo eqondileyo elizwini likaNkulunkulu kubo.
Amos come from the country, the wilderness.
UAmosi wavela emaphandleni enkangala. Esizayidolobheni elikhangayo. Wayengakaze abe lapho ngaphambili.
waye ngumfana wasemakhaya konale ngemuva enkangala
while he was back there in prayer god had met him
lapho esase ngemuva lapho emkhulekweni uNkulunkulu wahlangana laye futhi wayemtshela ngobubi balezi sizwe esikhangayo aye ingxenye yaso
and samaria was the capital one of the capitals
futhi samaria yayisigodlo esinye sezigodlo ngaleso sikhathi lokho kubusa kukaJeroboam futhi lapho ezima lapho lokho kusa ngaphezulu koqaqa ingena phakathi egqoke izigqoko zakhe ezindala ezingalungiswanga kuhle egqoke izigqoko zemakhaya mhlawumbe uthuli lodaka enyaweni zakhe futhi lapho ayelele khona kuleso sembatho esimahlikihliki ubusuku lobusuku futhi angikwazi wanyela mabhavu okugezela kulezo nsuku kungabe kube izinsuku ezindutshwane engagezanga kodwa lokho akulimazi ingaphakathi yomuntu okuningi kakhulu usuku ugqoke okwangaphandle kungela okweneleyo okwangaphakathi siyakhathazeka kakhulu mayelana ngokuba sigezile usuku ngosuku futhi inwele zethu zicecisiwe lezigqoko zethu zintshintshiwe lakho konke futhi ke siyekele ingaphakathi ihambe loba ngaphi igqoke izambatho ezifanayo ezindala ezigcwele isono zinukisa umphefumulo ngezivumokholo lezimfundiso zabantu
Never search it and wash it in the word.
Futhi bengakuhloli, futhi bawugeze elizwini lamanzi okwehlukanisa ezintweni zomhlaba. Lapho isima lokho kusa ekhangele ngaphethi yakoqaqa kuleli dolobho elikhangayo. Ligcwele izinto zesimanje, ayingakaze yaphuphe ukuba kwakulento enjalo. UIsrayeli wasekuphakameni kwakhe. Wayephakathi kokumanyana lezinye zonke izizwe. Ezigombolozeleyo bebukhazikhazi sibili abafazi begqoke okwamagama lamadoda futhi babephathekile ngentokozo besenza imijaho yokugijima lemidlalo yama-olimpiki lapho konke kusenzakala akumangalisi amehlo akhe ancipha hathi ngobukhazikhazi bedolobho njengalokhu isivakashi esingakwenza
Coming into New York or Los Angeles.
Sisiza eNew York kumbe eLos Angeles. Sibona abafazi abagqoke okungaphelelanga. Amadoda beqhubeka futhi isono. Abanye abangani bami insuku ezindutshwana ezedluleyo babevela uhambweni lokugola inhlanzi. Banzi nje kwekwalithi yeBhayibheli eyenkulu. Ikwalithi edumileyo yeBhayibheli. Futhi lapho kulele endleleni phakathi kokhula kwakungamankazana amancinyane egqoke okungaphelelanga labafana abancinyane mhlawumbe abafundi abavela ekolitshini benatha lokuqhubeka kubi manje ukuqhubeka kunjengalokho kuqumbaqumba ukulangatha kwama-Amerika amaningi abazithi ngamaKristu lapho bekhangela phansi eLos Angeles kumbe ngabakhangela ndizamthineni lapho singena eLos Angeles bengakaze babelapho phambilini kumbe eHollywood kumbe eFlorida kanye lezinkanyiso zamagetsi phezu kwezihlahla zepalumi Oh, babeponza amakhala abo kakutsha futhi bese bezipenda ubuso. Babe bacabanga ukuthi kwakuyinto ebukhazikhazi kakhulu abangakaze bayibone. Futhi ubona abazicacise kahle futhi bagqoka behamba esitaladeni. Babefuna ukuphuma phandle lapho futhi babona ukuthi babengagqoka kanjani impahla zabo. Kumbe bazithile phezulu laphansi ezitaladeni. Lapho becabanga ukuthi lokho yinto emangalisayo. Kodwa lawo mehlo agcotshwe nguNkulunkulu alo mprofethi akazange anciphe ngenxa yobukhazikhazi njengezivakashi kodwa ngembeko ebolileyo ebantwini ababizwa ukuba ngababusisiweyo bakaNkulunkulu amehlo akhe awazange akhangele ebukhazikhazini akazange anciphe ngenxa yobukhazikhazi kwakungenxa yokuswela ubuntu lokubola kwabantu ababebiziwe ukuba ngabakhethiweyo bakaNkulunkulu futhi besenza ngendlela enjengaleyo ngiyamangala wathi isilwane siyabhonga ngubani ongayikwesaba uNkulunkulu ukhulumile futhi ngubani ongayikuprofetha wabona ukubola ukonakala yikho ayekukhangele yikho lapho abona konke lokho akuzange kumkhanye kwamkhulisa emphefumulweni wakhe Ngani wayengumprofeti? Wayesazi lokho uNkulunkulu ayethembise ukukubusisa, lokuthi isibusiso sasiyini, lokuthi abantu benza njani ngesibusiso. Futhi udeveli uphambukisile osukwini lwakhe ekubeni isibusiso seqiniso sasiyini. Kusiya kumbeko ebolileyo. Izibusiso zokuthabisa amehlo lokukhwabitha kwabantu abangaphendukanga ngentando lendlela kaNkulunkulu. Le ndlela kaNkulunkulu yokuphila. Kuyafanana okunganani lalamuhla ukuthi abajumayeli bama kanjani kupulupiti futhi bekhangele isono nokubola kwalumhlaba. Futhi babone abantu abenza lokwenza ngendlela abenza ngayo. Futhi ke bababusise nje ngoba balilunga lebandla labo kumbe inhlanganiso yesonto. Kwedlula umphefumulo wami ongakuzwisisa. Lapho uNkulunkulu ekhuluma, profeta, umoya kaNkulunkulu ujaya umprofeti weqiniso kaNkulunkulu uzamemeza ngelizwi. Angifuni ukuchothoza, kodwa ngubani ongathula? Ngubani ongama ekhangela into enjalo futhi ezitsho ukuba yinceku kaKristu futhi engakukhalimeli? Angile ndaba ukuthi inhlanganiso yesonto ingathini kumbe loba liphi ibandla lingathini. Yiso isizathu engingayisiba wabo. Bangakukhahlelela phandle into yokuqala, kodwa ilizwi likaNkulunkulu libuya kuqala. Nxa uyisithunywa ule nto yokukhuluma, nxa ukhuluma loba yini ephikisana laleli lizwi, awusosithunywa esivela kuNkulunkulu. Uyisithunywa sesivumelwano senye inhlanganiso yesonto kumbe umbono othile. Kodwa isithunywa sikaNkulunkulu silalizwi likaNkulunkulu. Futhi umngane wethu lokhu kusa lapho simkhangele waleli zwi likaNkulunkulu ngoba wayengumprofethi weqiniso wenkosi. Manje babecabanga ukuthi babe le ngcazelo kikho, futhi bacabanga ukuthi awu sibili khangela lokho esikwenzayo. Manje into yakho ikuthi silaye emile lapho esiqongweni soqaqa lokhu kusa ekhangele phansi edolobheni, enyikinya ikhanda lakhe ekhangele amehlo akhe encipha, ethatha umkhono wakhe futhi ehlikihla isithukuthuku ebusweni bakhe lothuli. Ilanga elitshisayo likhanya phezu kwekhanda lakhe elilempabanga, indevu zakhe zilengele phansi uyazipulula ngezandla zakhe. Akazange abone ubukhazikhazi, wabona isono. Akuzange kumthokozise, kwamgulisa. Kungani wayengeke athi mina umIsrayeli khangela ukuthi ilizwe lami liphumelele njani? Wayengakutsho kanjani lokho lapho engumprofethi waqiniso kaNkulunkulu esazi impumela lalokho okwakuzakuba ngento enjengaleyo? Akasimiseni phezu koqaqa lamuhla futhi simyekele akhangele phansi. Wothi akhangele eJeffersonville ebantwini abazithi ngamaKristu. Wothi akhangele loba ngaphi eMelika okwabantu abazithi ngamaKristu. Amehlo akhe agcotshwe nguNkulunkulu ayengancipha njalo. Izandla zakhe zazikhuka endevini zakhe. Ngani? Akaboni ubukhazikhazi lempumelelo leyo mhlaba oyibonayo. Ubona okusuka kuNkulunkulu. Ubona imbeko ebolileyo yabantu. Ubona ukuhlehlela emuva kwesizwe. Ubona ukubola ebandleni. Wayengenza njani ngaphandle kokunciphisa amehlo akhe futhi alangazelele ukungena kikho ukuze akudabule iziqa? Aluba omunye ubhishophi wayengabe ehlangane laye phezulu lapho futhi wathi, manje ungumprofethi wenkosi, manje sizakutshela lokho ongakutsho lalokho ongeke. Ucabanga ukuthi wayengalalela? Aluba bengabe bethe, woza ujoyine inhlanganiso yethu manje futhi sizakusiza emkhankasweni wakho. Ucabanga ukuthi wayengabe walalela? Hatshi, angeke ngikucabange lokho endodeni enjengaleyo. Hatshi, wayethunywe nguNkulunkulu. Kwakungadingakali ukuthi abe losekelo lwabo. Wayelelizwi likaNkulunkulu, uqobo likaNkulunkulu, isikhathi esimisiweyo sikaNkulunkulu. Wayesiza ngo itsho kanje inkosi. Lowo ngumprofethi weqiniso, yiyo indlela ahamba ngayo. Uhamba engelalutho, kodwa u itsho kanje inkosi. ngabe leli dolobho elibukhazikhazi laseSamariya. Lu Israyeli ofunde kakhulu ozenzela okwakhe. Laba abachumayeli abalolongekileyo labapristi bemukela lowu omncinyane umfo ongaziwayo. Mhlawumbe ulimi lwakhe lwalungalolongekanga evela emulini edubekayo enkangala. Wasuka ngekhaya ebizwe nguNkulunkulu waya enkangala ukuyadadisha uNkulunkulu lelizwi lakhe futhi waba ngumprofethi. Inkosi yamzala ngaleyo ndlela. Abaprofethi bayazalwa beyisithunywa sesikhathi lo uNkulunkulu ngokwazi ngaphambili uyazi isikhathi lomeli wakhe lapho ukukhalimela isono. Lelo dolobho elibukhazikhazi lalingamamukela yini? Ucabanga ukuthi abafazi labo babengalalela kulokho ayekukhuluma? Ucabanga ukuthi abapristi labo babengabe bamlalela ngani? Hathi mnumzane. Wayengela sibabazo kanye laye kuvela kuloba yiphi inhlanganiso? Wayengeke atsho ukuthi abafarisi bangithumile. Futhi wayengeke athi abasadusi bangithumile. Akazange athwale izincwadi zobufakazi. Akazange abe lekhadi lobudlelwano kuloba liphi iqembu labantu. Wayengela manduleli wokulungisa umkhankaso wakhe. Akubanga labafarisi bonke ababelomhlangano wokubambana lo lokudla kwasekuseni kwabafundisi futhi babuthanisa into yonke ndawonye ukulungisa umkhankaso wakhe. Uthi besazi ukuthi wayesiza. Wayengaziwa kubo. Wayengela khadi lobudlelwano. Wayengela zincwadi zobufakazi. Wayengela kusekelwa ngabantu. Kodwa wayelwa itsho kanje inkosi. Yiyo indlela yomprofethi weqiniso. Wayelwa itsho kanje inkosi. Nxa wayelwa itsho kanje inkosi. Kwahlukile kakhulu la maqhinga ethu enziwe ngabantu lapha. Yikho kuphela ayekudinga. Nxa engabuya ngali ndlela wabuya ebizweni lebandla. Nxa wabuya ngali ndlela wabuya ebizweni lenkosi. Ngakho umprofethi weqiniso uhlala esiza ngendlela yebizo lenkosi. Izikhathi zonke ubuya ebizweni lenkosi. Manje, wayengeke atshengise amakhadi obudlelwano, kodwa wayelelizwi likaNkulunkulu. Futhi yikho lokho uNkulunkulu ayekuthumele ebantwini. Manje abantu babezenzele izinhlanganiso. Babelamaqembu ezinkolo atshiyeneyo, futhi yikho lokho abantu ababekubambile. Kodwa u-Amosi wayengelakho lokho. Wayelo itsho kanje inkosi. Yikho lokho wayelakho. Ngiyabona abapristi labo ekuseni baba lokuncinyane ngokusa kwesabatha, baba lomkhuleko omncinyane lokunjalo, encinyane inkonzo zokuzinikela, futhi babuyela, futhi bakhuluma izinto ezilutshwana nguMose omkhulu, owake waphila ngolunye usuku, futhi omunye omkhulu owake waphila ngolunye usuku. Kodwa insuku zalokho sezedlule manje, lina bantu liyamazi umongameli wethu omutsha, uhulumende wethu omutsha lakho konke esilakho, futhi sikhulume ngezinto ezilutshwana njengalokho, futhi sihambe ngekhaya. Kodwa nanku kusiza indoda engela ndaba lalokho. Weza lo itsho kanje inkosi. Bona, yiyo indlela yomprofethi. Akula kusebenzelana. Wakwazi lokho okwakukhangelane laye. Wazi ukuthi into yonke eza kumelana laye. Wakwazi ukuthi bazamlandula. Abayikumamukela. Kodwa wayesiza ebizweni lenkosi.
Jesus knew the Calvary was facing him, but he came in the name of the Lord.
UJesu wayekwazi ukuthi iCalvary yayikhangelane laye. Kodwa weza ebizweni lenkosi. Bona, yiyo indlela yomprofethi weqiniso.
He had the word of the Lord for the nation. But the true word of the Lord was
Wayelizwe lenkosi yesizweni. Kodwa elizwi leqiniso lenkosi lalingazakali kulabo bantu. Ukanti babecabanga ukuthi babelalo. Ngithemba lokhu kuyehla kujule. Babecabanga ukuthi babengcwele kakhulu futhi bengabenkolo. Okokuthi ilizwi likaNkulunkulu leqiniso laliyinto engazakaliyo kibo. Yiyo indlela okuyiyo lamuhla. Ilizwi leqiniso likaNkulunkulu libonakalisiwe. Yinto engazakaliyo ebantwini abanengi bamaPentecostali. Incazelo yeqiniso yelizwi, izinhlupheko zeqiniso leziqalekiso, izibusiso zeqiniso zikaNkulunkulu. yinto engazakaliyo ebantwini abanengi abazibiza ngokuthi ubungcwele. Amalunga ebandla amaKristu kuyinto engazakaliyo kibo, abakwazi kukhulume kibo, abakaze bazwe ngento enjalo. Futhi kanti inhlanganiso zabo ziyakhula lokuphumelela zisiba nkulu, lamalunga ebandla amakhulu isikhathi sonke, lenhlanganiso eziningi zisengezwa umnyaka ngomnyaka. Bacabanga ukuthi into eza kibo kwakufanele iphume kulawo maqembu ezinkolo. Ngempela babengasoze bakwamukele, abasoze bakwenze ngitsho lalamuhla. Kwakukade bakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wayesenelisa okwalawo matshe okuvusa abaprofethi beqiniso kuNkulunkulu. UNkulunkulu uyenelisa ngamadoda aselele emuva asemahlathini, uyenelisa ukuvusa ngalawo matshe amadoda aza kumela ilizwi lakhe lokuprofetha ebizweni lakhe iqiniso. Bebeka ihloka empandeni yesihlahla, yeka imvavaziwe. Angilandaba loba olokusebenzelana kumbe akalakho okusebenzelana, kodwa yiyo indlela yomprofethi weqiniso. Abanye abantu bacabanga ukuthi kumhambela lula, abakwazi lokho abakhuluma ngakho. Akazange alethwe edolobheni ngenqola ehlezi phezu kwamatshe amabhiza abotshiweyo izintshaka. Futhi abapristi abakhulu bemile phandle lapho lezinto ezinkulu phezulu emakhanda abo bemkhothamela. Umhlonitsha udokotela sibanibani uyeza. Lokho kungaba luhlelo lwenhlanganiso. Njengenkosi yabo bonke yabuya, wabuya njenge weza ngesitebele esibayeni, isibaya senkomo. Akazange abuye ngobukhazikhazi langenkazimulo, kodwa wabuya ngokuzithoba kwengane ezalelwe esitebeleni. U-Amosi kazange abuye ilizwi lenkosi, ngoba waye ilizwi lenkosi. Loba yiliphi ilizwi likaNkulunkulu? Akusimuntu, nguNkulunkulu. UJesu wathi kayisini owenza imisebenzi. Wathi wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu. Wathi khona-ke nxa ngingenzi imisebenzi kaNkulunkulu lingangikholwa. Kodwa nxa imisebenzi ikhuluma ngokwayo, kholwani imisebenzi nxa lingafuni ukungikholwa. U-Amosi wayeyilizwi likaNkulunkulu lihamba phansi emgaqweni, wahamba engena kungela kuhleleka, hathi ngamafashini omhlaba weza emandleni kamoya. Yiyo indlela ilizwi likaNkulunkulu elibuya ngayo, hathi ngesivumokholo senhlanganiso, hathi ngento eyisitabane kupulupithi. Kodwa kuza emandleni kamoya ukubonakalisa uNkulunkulu esizweni lasebantwini. Umahluko, umahluko onganani. Manje laba bananzelela bakhohlwa kudala ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ngamatshe okuvusa abaprofethi beqiniso. Babengela inhlanganiso yabo kayidinganga ukuvusa umprofethi weqiniso, ngoba mhlawumbe yayingeke ikwenze, ngoba nxa kungaba njalo wakuza kuba ngumprofethi wenhlanganiso. Kodwa uNkulunkulu uyavusa. UNkulunkulu uthatha lokho akufunayo, uthatha ukungazi lutho ngokwejwayelekileyo ukwenza umsebenzi wakhe. Utshengisa ukuthi nguNkulunkulu. Umuntu ukhukhumele futhi ucabanga ukuthi ungenye into, khona-ke uNkulunkulu angeke amsebenzise ngoba ulobe umina kakhulu. Yilo hlupho ngebandla lesiKristu lamuhla, bacabanga ukuthi bayazi ulutho. IBhayibhili lithi nxa umuntu ecabanga ukuthi uyazi ulutho, akazi lutho okufanele abelwazi. Uhlupho lamuhla silobumina obunengi, ukuzenzisa okunengi, imfundo eningi, inkolo eningi, futhi singazi lutho mayelana ngensindiso yelizwi likaNkulunkulu. Yingxenye ezwisa usizi ngakho. Yebo, basebekhohliwe ukuthi uNkulunkulu wayesenelisa ngalawa matshe ukuvusa abantwana ku-Abrahama, kumbe ukuvusa abaprofethi beqiniso belizwi. Akudingi ukuba baphume esikolo esithile, uNkulunkulu ubanika isikolo sabo. Abadingi ukuthi babe lamadigiri amane ekolitshini. Abadingi ukuba le-Bachelor of Art yabo, le-degree labo, ukudokotela lokunjalo. Abadingi ukuthi babe lalokho. UNkulunkulu uthatha loba yini akufunayo ukuthi avake ilizwi lakhe kukho. Ukwenza njani? Uyakubonakalisa futhi akufakazele. Babengeke batsho iseminari uJesu avela kiyo, wayengela leyodwa isikolobani avela kuso wayengela lesisodwa kodwa kuyini ayelakho wayelo nkulunkulu kuthi wayelelizwi babengela kukhombela emuva esikolweni esithile futhi unkulunkulu akaze avuse umuntu wesikolweni yehla phansi embalini futhi ufumane lapho ake wakwenza khona akakwenzi uthatha into evela kwenye indawo engelalutho engelathemba ngakho khona-ke ebeseletha lokho futhi afake elizwi lakhe phakathi kwakho futhi azibonakalise yikho lokho ayekwenza lapha ku-Amosi kulungile manje ilizwi lika-Amosi laqiniswa ngunkulunkulu osukwini ensukwini zabo uqobo unkulunkulu waqinisa ilizwi lika-Amosi ukuba njalo ukuthi wayenjalo wayelelizwi lenkosi futhi nxa wayengabuya kithi khona manje ucabanga ukuthi isizwe sethu labantu bethu bengamukela indoda enjengaleyo cabanga ukuthi amabhaptisti engamukela u-Amosi amamethodisti amapresbyterian amapentekostali amakatolika hathi mnumzana hathi ngempela wayengeke yeka okwesikhatshana nje simthwale futhi simlethe lapha okomzuzu nje futhi sifumane ukuthi babengakwenza kumbe hathi kasiboneni nje ukuba wayenga loba amabandla ethu wayengamamukela lamuhla kumbe hathi into yokuqala ayengayenza wayezaphikisana le nhlanganiso yonke ngoba iphambene lelizwi yebo mnumzana wayezalahla uhlelo lwethu lonke kunjalo imfundiso yonke esivumo khona sonke inhlanganiso yesonto yonke wayeza kulahla into yonke ngiyacabanga nje ngiyabona abanye balaba abadala bamapentekostali besithi ngani dumo kunkulunkulu nxa yena ngani asingeke sibe laleyo ndoda edolobheni lethu futhi ucabanga ukuthi amapresbyterian lamabhaptisti babengenzani ngani leso sithutha asimfuni elizweni lethu akusilutho kodwa uhlanya babezasayina iphepha ukumfaka entolongweni nxa babengakwenza ukumkhupha ezitaladeni kodwa ucabanga ukuthi ungamgcina lapho o hatshi awungeke uvalele ekhejini ilizwi likankulunkulu hatshi hatshi lizaphuma kungenani imigoqo yentolongo yavuleka ngobunye obusuku lapho bezama ukulivalela ekhejini ukukhanya kwangena futhi kwamkhulula hatshi ngempela wayengasoze avumelane lakho okuhlela kwethu kulungile kuyini ayengaqala kukwenza ukudilizela phansi ngani uyinceku kankulunkulu wayezaqonda khona esisekelweni futhi aqale umkhankaso wakhe khona kanye emuva futhi adabule isivumo kholo sonke kiso futhi abuyele esisekelweni siyini isisekelo phezu kwelizwi likankulunkulu kuqondile izulu lomhlaba kuza kwedlula kodwa amazwi ami kawasoze ngakho wayengadabula inhlanganiso yesonto yonke isivumo kholo sonke imfundiso yonke phakathi kwaso futhi akuphosele emaceleni wayeza kukhalimela kuze kube selaphakadeni ucabanga ukuthi amapentekostali angamamukela hathi mnumzana amabhaptisti amapresbyterian hathi mnumzana amanazareni amaprickly moriness babeza kumzonda ngeqiniso ucabanga ukuthi babezaphuma phandle futhi bahlangane laye ngelimozini futhi bamlethe edolobheni babeza kukhulekela ilanga ukuthi limthise phezulu lapho babezafaka isenqabelo ukumvalela phandle kwedolobho ngani kwakungaba le mihlangano eminingi yabashumayeli lapho edolobheni owake wayibona empilweni yakho valela lolo hlanya phandle kwedolobho kodwa kunjalo wayelo itsho kanje inkosi ubona yiyo indlela yomprofethi weqiniso uza kudelelwa ngempela uzahamba iqonde khona esisekelweni okomkhankaso wakhe wayengeke akudingi wayengeke athi manje ngifuna lonke lina mamethodisti ukungena manje futhi lingisize ngifuna lina mabhaptisti ngifuna lonke lina bantu elilapha lonke lina mapentekostali litho ukuthi liliqembu lokugcina unkulunkulu aza kulibiza ngifuna lonke lize kimi futhi ngifuna ukuthi lisekele umkhankaso wami ubhaphathiza njani kuyini ubufakazi bokuqala bukamoya ongcwele leyo mibuzo iyabe iphoselwa ebusweni bakhe futhi lapho ephenduka leqiniso lebhayibhili baza kumlandula kodwa yiyo indlela yomprofethi weqiniso lakho konke lokho ukuthi akhangelane lakho bona ngempela sasingasoze simamukele hathi mnumzana awethu awethu zasingeke sibe lakho zasingeke sibe le mikhankaso yakhe elizweni lethu lethu lonke hathi impela awu zazingeke sibe laye hathi mnumzana Kodwa wayezabuya futhi abuyisele ibandla elizwini ngoba lokho yisisekelo loba ngubani obeka kuloba yisiphi isisekelo lichebechebe elitshonayo phezu kwalesi sisekelo kuphela uNkulunkulu uyakha ibandla lakhe phezu kwemfundiso yabapostoli. Njengoba bengisitsho ngolunye usuku omunye umuntu ekhuluma mayelana ngesihlanzo futhi ekhuluma ngabanengi njengoFrancis ongcwele loSicilia ongcwele futhi yena ekhulekela abantu abathile futhi phandle kwesihlanzo futhi lokupha igunya elinjalo njengalokho. Lelo ligunya elingekho embhalweni ngabantu abangela gunya. Abapostoli babele gunya lombhalo uthi nxa kuphikisana labo kungamanga ngokubona kwami. Ngiyakholwa ngesihlanzo kodwa ngiyakholwa kumanje. Uyahlambulula umphefumulo wakho uqobo. Isihlanzo kutsho ukuhlambulula. Lapho ubona uyenze into embi uma phandle lapho futhi ukuhlanze kuwe ngokuvuma lokukhala lokuzila lokukhuleka. Omunye wangihleka lapho inkosi ifika lapho ongasikude futhi yanginika umbono. Ngangihlala ngifuna ukubona ngokubopha leyo nyoka. Ngangihlala ngimangala ukuthi kanjani. Kufanele ngiphume njengalokho. Lapho yikho lokho ebengikufuna. Impilo yami yonke khona ke ngaqala ukuzila lokukhuleka wathi. Ukwenzelani lokho? Ngathi phakathi lapho wathi nganingaphelelanga okweneleyo. Ngemva kokuba sebuyile khona ke ngafuna ukuzihlambulula. Hathi ukulindela uze ufe uthi ubusuyeka umpriesti azame ukukuhlambulula. Hlambululani imiphefumulo yenu. Kodwa bona bakususa phandle kwelizwi eliligunya futhi bakubeka ezandleni zenye inkolo yokwenziwa ngumuntu ukuletha imali ebandleni. Ngoba bakhangela izinto zomhlaba, ibandla lomhlaba, amandla amakhulu emhlabeni, amandla ezepolitiki, kodwa uNkulunkulu ukhangela elizwini lakhe, futhi loba liphi ilizwi eliphambene lelizwi likaNkulunkulu, alilunganga. Mayelana ngokwazi kwami, ilizwi kumbe akulalutho. Yebo mnumzana, yebo mnumzana. Wayezaqonda khona esisekelweni, wayezadabula into ebeyiziga. Uyabe fanele akwenze. Wayengeke enze okunye njalo. Ngawo Amosi wayelapha lamuhla. Wayengeke enze okunye ngoba khumbulani umprofeti weqiniso kaNkuluNkulu. Lo ilizwi elibuya kuye. Wayengeke enze okunye kodwa abuyele elizwini. Kungela ndaba nxa amaPentecostal elizweni abuthana ngakuye athi mnumzana Amosi siyakukholwa ukuba ngumprofeti kodwa ucezukile elizwini. Sifuna ukukuqondisa. Wayezahlala lelizwi. Akula okunye ayengakwenza. Ngoba ungumprofeti, kadinganga ukuxasa kwabo. Lo mbiko wokupha, futhi konke obaba anginike khona kuzakuza kini. Futhi uza kutshumayela ilizwi, futhi uza kulitshumayela nje njengalokho elingaba yikho eBhayibhelini. Futhi ngokunjalo, sizamlandula. Kunjalo. Ungelani lokuthi kuzakuba yini, ilizwi likaNkulunkulu liza kuba profeti. Ingcazelo yabo yelizwi, ingcazelo eyiyo. U-Israyeli wathezi ephuma emzileni, futhi uNkulunkulu wabathumela umprofeti ngezibonakaliso lezimangaliso ukuchasisa ilizwi lelo. Futhi wakwazi njani, wathi, ubani umprofeti ekhuluma futhi kugcwaliseke. Khona ke kulungile waqinisa abaprofeti bakhe ukuthi babeqondile. UJesu wathi lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo laye uzayenza lokhu lizakubakwazi. Lezi izibonakaliso zizakubalandela labo abakholwayo. Futhi bangazitsho kanjani ukuba umprofeti wenkosi futhi balandule ilizwi likaNkulunkulu uqobo? Umuntu angabhabhathiza kanjani ebizweni likaBaba ndodana lomoya ongcwele? Lezo zihloko futhi balandule ibizo uqobo likaJesu Kristu lapho kungela mbhalo eBhayibhelini ukusekela umbono wabo. Ingaba lukhuni futhi ngicothoze kodwa isikhathi sokuba yileyo ndlela kuliqiniso. Abantu bangazitsho kanjani ukuba ngamaKristu lamuhla futhi begijima phandle lapha entweni yonke labafazi belenwele ezigeliweyo futhi begqoke okabhudula lokubhema igwayi lokugijimela kumabhayisikopo loba luphi uhlobo lombukiso wakudala lokuqhubeka? Ngitshela ukuthi ngimoya ongcwele na? Ungaqali ukungitshela lokho. Wena wenza uNkulunkulu agule esiswini sakhe. Nxa kwakulento enjalo engenziwa. Yebo. Ngileqiniso liyazwisisa. Uziviza okunjengalokho. Kungaba lento enjalo kanjani?
ngezithelo zabo bayaziwa. Uzakhalimela futhi alahle wonke umfazi olenwele ezigeriweyo. Engenza kanjani okunye? Ungumprofeti futhi lelo yilizwi. Wayengathi linabo Jezebeli. Wayeza kuba lukhuni labo. Ngani ungumprofeti uzamele ahlale lelizwi kunjalo? Ucabanga ukuthi babeza kuma, hathi mnumzana. Babeza kuthi kwedlulisa amalawulo. Mubi njengalo Pawulu omdala ayeyikho eBhayibhelini ozonda abafazi. Lina, iqembu labalingiseli elizibiza amaKristu. Ungelani lokuthi uzama kanjani ukuphila okungcwele. Lokho akulanto eyodwa yokwenza ngakho. Ingqe ulandula ilizwi likaNkulunkulu futhi ungaziqondisi lalo, uyisoni umuntu ongakholwayo. Yikho lokho wayengakutsho. Wayengasoze wabeka wayezabeka ihloka khona empandeni yesihlahla. Wayengasoze achiye ulutho. Ungumprofeti futhi yiyo indlela yomprofeti weqiniso. Babezahlala lalelo lizwi kungelani lokuthi ngubani. Nxa kungumama wabo kumbe ubaba wabo akwenzi mahluko. UJesu wakwenza. Wayengambizi ngitsho lokuthi mama. Wayengasuye. WayenguNkulunkulu. UNkulunkulu akala mama. Babeza kwenza. Manje ke ngubani ubaba wakhe? Wayeza khalimela lokubalahla. Wayeza lahla inhlanganiso yezinto yonke. Ngoba akula leyodwa yazo eyakhiwe elizwini. Angitholi leyodwa yazo. Futhi masinya lapho besenza inhlanganiso yezinto. Bamelana lelizwi khonapho. Ngakho kungaba kanjani umprofeti ebusisa lokho ilizwi elikulahlayo? Kukanti akafuni ukukwenza ukuthunuka mfowabo. Kodwa kunjalo kufanele akwenze ngoba ungumprofeti futhi ungummeli welizwi leqiniso likaNkulunkulu. Uthi kanyikinyeki kilo kuloba yiphi indlela lakancinyane. Umthetho phezu komthetho, lo mzila phezu komzila. Bona lokho engikutshoyo, indlela yomprofeti weqiniso. Vangaki abathi Nkosi, ngifisa ngabe ungangenza umprofeti. Akenzi lokho, hathi, akakwenzi lokho. Engalahla konke okungaziphathi kwamabandla, limidlalo yokubheja lazo zonke lezi izinto abalazo. Amaphathi amakhasi, ukudla kwemisopo. Wayengalahla wonke awo, wayezawakhalimela esiyangena esihogweni lapho wavela khona. Ucabanga ukuthi ungamamukela yini? Hathi. Ibandla lamuhla lalingeke limamukele. IPentecosti imamukele. Awu, wayengangena phakathi lapho athi, linaqembu likaJezebeli elilenwele ezigeriweyo. Alikwazi ukuthi itsho kanje inkosi kutshoni. Uhambe phandle lapha ugqoke isigqoko esincinyane esikhangeleka sibamba mpa. Awukwazi ukuthi ulecala lokwenza ubucebe nsuku zonke lamakhulu amadoda. Yikho lokho wayengakutsho. Uthi awu, lo mdala wekadeni, umpho wekhanda elimpabanga okhangeleka empunga, msuseni kupulupiti. Ake silibone lina, bhodi labaphathi amadikoni, msuseni lapha.
Bunch of miserable hypocrites.
Oh, linaqembu labazenzisi abahluphekayo kunjalo.
Uamosi wayengakukhalimela.
Then call yourself. We belong to this.
Konake uzibize singabaleli iqembu, singabalelo iqembu. Ingaba kaDavid ubaba wenu ngoba nguye olandula ilizwi. Uthi ngakhuluma ngendimi futhi ke ugelenule zakho. Duma kuNkulunkulu, haleluya, futhi iBhayibheli lathi kuyinto engayisiyo emfazini ukuthi akhuleke ikhanda lakhe liqunywe njengalokho. Khona-ke uzibize umKristu, ihlazo kuwe. Gaqa ekhoneni kwenye indawo, ziqondise kuNkulunkulu. Ugqoka lezo zigqoko ezindala ezimfitshane futhi uphume phandle lapha egumeni futhi uzelule. Lapho usazi kakuhle futhi sobala uyenza ubufebe lamadoda angamakhulu nsuku zonke. Wathi, uJesu watsho njalo, loba ngubani okhangela umfazi amkhanuke usebhebile laye. Nguye ozinikezileyo, uthi ukwenzile kweyakho. Lapho wena ufile ezintweni zomhlaba, uphakeme kulokho, njengoba ngitshilo isiqalo, ungatshibilikisa ikhanda lakho ngenhloni, amehlo akho ancipha phezu kwento embi yesono, kulokukhangela abafazi ukubakhanuka. Lina madoda, elenza into enjengaleyo, futhi lizibize ukuthi lingamaKristu. Yikho lokho ayengakutshela khona. Ngizama ukuthatha amazwi akhe lokhu kusa. Ayengaba ngamazwi akhe, ngoba yena khumbula, umprofeti weqiniso. Wazamele ahlale lalelo lizwi. Ngicaphuna nje amazwi akhe, yikho kuphela.
ngoba nxa umlethile uyilizwi khona-ke nanti ilizwi ngokwalo angaba engasimuntu kodwa olelizwi lakhe ngoba wayeza kuba lelizwi lenkosi yonke imfundiso enziwe ngumuntu wayeza kuyilahla njengobhaphathizo ebizweni likababa indodana umoya ongcwele wayephosela leyo nto ibuyele elaphakadeni wayeyilahla ukuze kungabi lomnuko wayo osalayo yebo mnumzana bangaki lina bangaki ebandleni lokhu kusa abangamamukela phezu kwalokho khona-ke bona leli qembu le-jesus name babeza kuthi o singamthatha kulokho futhi-ke inhlanganiso yenu wayezalikhalimela khona kanye layo kunjalo abafazi benu abalenolo ezigeliweyo futhi lani livumelana lakho kunjalo amadoda enu indlela abaziphatha ngayo lokwenza kunjalo abantu abaningi bathi kuhle ukuba ngumprofethi kuyikho nxa lilungiselele ukuthengisa yonke into emhlabeni futhi lihlale lonkulunkulu lelizwi lakhe hathi sasingasoze simamukele loba ngaziphi indlela inhlanganiso zamasonto ethu lamuhla sasingasoze sibe lani lokokwenza laye limlalele ukukhalimela wathi unkulunkulu uqobo elithi liyamkholwa uzalibhubhisa kuyini elizakwenza ngalokho unkulunkulu uqobo ipentekosti ekholwa kuye usukela ekuziphatheni okungelambeko lezinto abazenzayo futhi bevumela ukuthi zenziwe lowo nkulunkulu uqobo uzaletha ukwatyulela phezu kwalezo zinhlanganiso kunjalo kona kanye u-Amosi akutshoyo kubo o bathi silo-Abrahama silalokhu silomthetho silabapristi silabaprofeti o mfo wethu lawo mehlo ancipha lapho ekhangela phezu kwabo lokukhalimela lelo lizwi kibo yebo mnumzana sibili babengeke bamukele hathi mnumzana wathi bazababhubhisa ngemfundiso zenu ezenziwe ngabantu yikho lokho ayengakutshela khona lamuhla ayeza kutsho okufanayo njengalokho akwenzayo leso sikhathi wathi unkulunkulu uqobo elimakhela amabandla mhlawumbe libhadala izigidi zamadola zona kanye izindlu zokukhonzela elizakhela ujehova elithi liyamthanda lo nkulunkulu uqobo uzalibhubhisa ngoba lilahla ilizwi lakhe ngakho kunjalo lalamuhla unkulunkulu uqobo lowo imelika etho ukuthi iyamkhonza izaletha ukwahlulela phezu kwesizwe futhi azibhubhise ngithemba lokho kuyajula ukuthi awusoze uphunyuke kikho yena uqobo lowo elitho ukuthi liyamthanda futhi ngezinkolo zenu zokwenziwa ngabantu le mpilo engela kuziphatha lokubola elikungenise phakathi kwenu khatshana lelizwi likankulunkulu kuzalibhubhisa ngolunye usuku lokho yi-itho kanje inkosi akula okunye okuseleyo okwabo ziqondise ngelizwi tshumayela ivangeli kubo dabula phakathi kwelizwe libatshele iqiniso abatshumayeli bayapopotha lokumemeza futhi beqhubeka amadoda ayalahla inhlanganiso zikuqotshela phandle abafazi banyikinya ikhanda labo futhi bengavumeli inwele zabo zikhule kungelani bagqoke izigqoko zabo okufanayo nje umnyaka ngomnyaka njengokuthi ululela amanzi emhlane wedada khona-ke uzitsho ukuthi uyamthanda unkulunkulu wathi ujesu wathi lithethe imikhuba yenu futhi lenza imilayo kankulunkulu yangabi lamsebenzi iyo indlela yomprofethi weqiniso bona akusindlela elula akusikho lokho umuntu wonke acabanga ukuthi kungaba yikho ukweqa phezulu laphansi lokumemeza wonke umuntu ekumbambatha emahlombe khona-ke leso isibonakaliso kawusuye umprofethi weqiniso ngezinye zezibonakaliso sibili ukuthi awulakho lokho okhuluma ngakho kunini lapho abake bambambatha emhlane ngaphandle belokusithekileyo ababekufuna ini wayengaphenduka futhi abalahle ngecala uqondile wawungeke umbambathe u-Amosi emhlane babe ngeke bambambathe u-Elija emhlane kazange amele leyo nto hathi mnumzana wabatshela iqiniso likankulunkulu futhi nxa izulu lilikhulu kakhulu lalapho esiya khona khona-ke nxa singeke siziqondise ngezintwanyana ezincinyazane sizaziqondisa kanjani lo moya khonale kufanele liziqondise ngelizwi yiyo indlela yomprofethi weqiniso loba kumdabula iziqa ukukukhuluma yebo kumele adabule isizwe iziqephu ngalo kunjalo kodwa yiyo indlela wayekukhalimela o minabo yazi akukhuluma kubo ukuxokozela nxa ungananzelela lapha wathi akukho kuhulumende wenu kukuwe yikho lokho akutshoyo yebo ukuxokozela ebandleni isimo senu sokungabi lobunkulunkulu yikho okwabangela uhlupho isizathu esikhomanisi sinyathela ilizwe lamuhla akusikho ngenxa yesikhomanisi kungenxa yebandla kungenxa yabantu lamuhla bazibiza ukuthi bangamaKristu bahlabela njengengilosi amazwi aqeqetshiweyo lokukhuluma ngobungcwethi sengathi izingilosi ezinkulu futhi bangakholweli izwi likaNkulunkulu njengabadeveli kunjalo bahlabele njengengilosi enkulu bagqoke njengengingakwazi ukuthi yini futhi balandule ilizwi likaNkulunkulu indoda umthumeli kupulupithi ozakuma lapho futhi abizwa ngokuthi dokotela mtonitshwa uthi umbuze ibhayibhili lingabe lakhuluma ubhaphathizo elizweni lenkosi ujesu kristu kumbe baba ndodana lomoya ongcwele futhi uzatyeka ebusweni bakho futhi athathe baba ndodana moya ongcwele khona-ke uzibize umntakankulunkulu abafazi besazi ukuthi ibhayibhili liyabaleka icala ukwenza izinto ezithile lokugela inwele zabo futhi benze njengomhlaba futhi bagqoke izigqoko ezingelasimilo lezinto ezinjengalezo futhi bazaqhubeka bekwenza kungenani futhi bakhulume ngendimi futhi beqa phezulu labanzi futhi bememeze futhi babe lamasosayethi amakhosikazi amadala lamaqembu okuthunga futhi bathumele amamishinari enkundleni sekuba isinangiso ebusweni bukankulunkulu futhi itsho kanje inkosi uzayicitha into yonke uzakwenza akusiyo nto elula kodwa indlela yomprofethi weqiniso akukhalimele lapho futhi akukhulume loba kuhlungu kumbe hatshi ujohane wayengumprofethi weqiniso wathi ihloka libekiwe empandeni yesihlahla yiyo indlela yabo sibili uhlupho luphakathi kwakhe bahlabela njengengilosi badanse njengabodeveli phandle lapha imidanso beqhubeka ukudlala amakhasi indawo zemijaho amapentekostali besiya endaweni zokuzithokozisa amabhayisikopo agcwele ngabo indawo yonke loba yiphi imidlalo emidala kumbe enye into futhi behle khona phansi lapho futhi imijaho layo yonke into futhi bazibize ukuthi ngamakristu futhi baye phezulu futhi bamemeze futhi bakhulume ngendini futhi bathathe ukugezana inyawo lesidlo mani njengenja isiye emahlanzweni ayo umprofethi wathi ngakho bayakwenza ngaleyo nto yayingeyomhlaba imele ikhahlelelwe phandle kwakho kungani ubuyela kuyo njalo kunjalo phandle ezitaladini bezitshila bakubiza njalo i-rock and roll begela inwele begqoka okabhudula o minabo bazibize ukuthi ngamakristu ungakwenza hathi kungcono ngingakukhulumi yikho ngibabeka icala ngangizakuhlala laleli lizwi nxa ilizwi leli libuya kimi ngizahlala laleli lizwi lokhu yikho okubuya kimi ilizwi kubeke icala bazitsho kukhokhelwa ngumoya ongcwele benze izinto ezinjengalezo ungacabanga umfazi ekhokhelwa ngumoya ongcwele avumele inwele zakhe zigelwe lapho umoya ongcwele uqobo ukubeka icala khona-ke umoya ongcwele ngumuntu bani ungakucabanga ungacabanga umthumayeli ezimakulubithi futhi loba ngubani engamgolomba kumtshengisa indawo eyodwa loba ngubani oke wabhaphathizwa esebenzisa izihloko zikababa ndodana lomoya ongcwele futhi ahleke ebusweni bakho futhi akubize odlulisa amalawulo okubhaphathiza elizweni likajesu kristu futhi athi ukhokhelwa ngumoya futhi athi ulo moya ongcwele umoya ongcwele angalandula ilizwi lakhe uqobo hathi mnumzana aha liyabona ngithemba liyakubamba angazi ukuba isikhathi esinganani ukudubuka okulandelayo kungangithola kodwa kuze kwenzeke ngizabe ngimile khona lapho kanye lelizwi lapho ngihlangana lawo epetshiya ekwahlulelweni ngizakube ngimile ngaselizwini lelo yikho lokho engikukholwa ukuba liqiniso hathi kawenzi izinto njengalokho futhi-ke ube lo moya ongcwele ngaya emfazini womthumayeli ngesinye isikhathi ehlezi phezulu lapho egqoke isigqoko sasikhangeleka kubi uthi awulamalungelo ngilelungelo lelo ilizwi lithumayele lonke uyeqalezo izinto iningi lezitabane zabathumayeli ngoba abalazili mhlawumbe awubizwanga lokubizwa kutshumayela kwasekuqaleni yebo kodwa inceku yeqiniso kaNkulunkulu izahlala kanye lalolo lizwi. Kunjalo umfazi womthumayeli ehlezi lapho ebandezelwe phakathi kwezigqoko lamacici elenga ezipendile lenwele ezimfitshane ezigeliweyo, lapho uNkulunkulu ulahla yonke into njengokungcola, futhi-ke usithi ulomoya ongcwele. Ngangithumayela lapha ePhoenix ungasikude ngento enjengaleyo, futhi umfazi kamthumayeli ehlezi kupulupiti lalezi nwele zigelwe njengabafana zimafindofindo. Lesi gqoko wayengeke ngitho anqabele izembatho zangaphakathi zibonakale, wayengeke aguqe phansi ngamadolo akhe. Phose ama-intshi amane kumbe amahlanu ngaphezu kwamadolo akhe ehlezi phezulu lapho eseqa phezulu laphansi ekhokhela ingoma. Ngakukhalimela nje kalukhuni ngawo wonke amandla ami. Sibili angeke aphinde anginquse, angikukhangelelanga, kodwa uyakwazi lokho okulungileyo lokungalunganga. Lapho ngisima ekwatshulelweni akusekho ezandleni zami futhi. Khona-ke uhambe futhi uthi, indoda ezithi umfundisi engingeke ngithi ayisuye wenza isitho ngolunye usuku phambi kwabangane bami edolobheni elithile engangikilo. Liyamazi umfowethu. Futhi lumzalwane wangena wathi, wathi, sake saba lo mfowethu uBranham lapha ngesinye isikhathi idolobho elithile futhi phandle entshonalanga. Futhi lindoda yathi, umfowethu Branham indoda elungileyo, bona wazi ngcono kulokugcina isimilongo lutho. Wathi, umfowethu Branham kodwa lingalaleli amathephu akhe ngoba azalipika. Futhi kwenzakala ukuba lomunye wabangane bami emile lapho wathi, umzuzu njani umzana? Ngangiphicekile ngaze ngezwa amathephu. Yebo, yiwo umatuko. Ngangingazwisisi ukuthi uNkulunkulu ongcwele angavumela kanjani izinto ezinjengalezo njengelikwenzayo lonke. Yebo, umuntu ofanayo omunye ekanye layo wema endaweni ethile ongazikude wathi, umfowethu Branham ungumprofethi engadalula izinto lezinto ezinjenge, kodwa wathi manje lingalaleli imfundiso yakhe ngoba akaqondanga. Ubuhlanya, inkulumo engelabuntu enjengaleyo. Alikwazi ukuthi nxa kuyi ngangisuye umprofethi, kodwa nxa ilizwi likaNkulunkulu liyiqiniso libuya kumprofethi. Ilizwi lenkosi labuya kubaprofethi, yibo abachazisa ilizwi. Khona-ke uyabona, akwenzi ngitsho lamqondo ukucatsha njengemuva kwenhlanganiso yesonto engasilutho ezinye zalezo nsuku eza kudilika futhi ithombe futhi ibhubhe ezihogweni. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lizakuma kuze kube nininini phezu kwalelo dwala, yakho amathemba ami nininini phezu kwelizwi lenkosi. Yeka konke kutshone, ngangilahlekelwa ngumngane wonke, yonke into ubungane bami bukuKristu. Amathemba ami akhelwanga kokunye ngaphandle kwamazwi kaJesu lokulunga. Lapho konke emaceleni womphefumulo wami kudeda, khona-ke ulithemba lami lonke lokuhlala. Lapho lowo mbhobho udubuka ngolunye usuku futhi ngabona, ngacabanga ukuthi sengifile, ngaba lo muzwa wokuthula, ngathalaza, ngacabanga, lokhu yikho. Izangisiza ngani inhlanganiso yesonto khona-ke? Izangisiza ngani inhlanganiso khona-ke? Kuzamele ngime khonale ekuvutheni kwezahlulelo zikaNkulunkulu ukwahlulelwa ngaleli lizwi, loba ngenza okokutsha futhi ngigobe futhi ngithibilikele kudazuka ngaphakathi abantu abaningi. Kodwa ngithembele ukwenza ngithole umongo oqotho phandle lapho welizwi likaNkulunkulu, futhi lapho ngakhele umphefumulo okwalaphakade. Kunjalo kumela uNkulunkulu akufake ezandleni zakhe futhi akwakhe emntwaneni olalelayo. Kungenzeka kanjani ukuthi umuntu ekhokhelwa ngumoya ongcwele enze into enjengaleyo, kumbe umfazi olomoya ongcwele enze izinto ezinjengalezo? Hathi, ungcwele futhi nxa impilo yakhe iphakathi kwakho ngofanayo uzakuba njengaye. U-Israyeli njengathi wacabanga ngoba wayephumelela lobungane babo labanye, lokho kwakuyikuvuma kukaNkulunkulu phezu kwakho. Manje liyazi sicabanga lokho lamuhla. Ngakhuluma lamanye amadoda lapha ungasikude ehoteleni insuku ezintutshwana ezedluleyo, amadoda amakhulu ezigabeni zenkolo, futhi bathi kini, uNkulunkulu uyafakaza ukuthi kanye lathi, mani sakhula umnyaka odluleyo mfowethu Branham, ngiyakholwa ukuthi ngamakhulu amangaki njengalokho. Ngathi lokho akusikho kwamukelwa lakancinyane. Aha, kunjalo ubuwule bathuthuka bengezelela umnyaka odluleyo phose amaphesenti angamathumi amathathu. Lokho kungabe kwatshengisa ukuthi uNkulunkulu wayelesi hule. Aha, sibili, ha? Lokho kuphikisana akulunganga. Hathi, awungeke ukwenze. Hathi mnumzana, uNkulunkulu uma lelizwi lakhe, loba nguphi omunye umuntu uza kuma lelizwi lakhe nxa ethembekile. Kolungile. Babecabanga ngoba babelobungane. Manje, lapha sizangena kwesikhatshana nje ezindabeni zikahulumende. Isizwe sethu silandule ilizwi likaNkulunkulu njengalokho Israyeli akwenzayo. Balandula ilizwi likaNkulunkulu labantu babo, abapristi babo, labaprofethi lokunjalo, baprofetha okuhle kubo. Futhi baya, kuyini esingakwenza kodwa kuprofetha okubi? Ngoba kuphambene lelizwi. ulahliwe esethu esikhulu isizwe esithandekayo esisekelwe phezu kwesehlakalo sabokhokho bethu. Khona-ke ubuyele kulokho ababelakho. Aha, uqondile. Qiniso, u-Israyeli wayeyisizwe esikhulu. Khangela ukhokho babo, kodwa uNkulunkulu kazange abazwele usizi. Lowo mprofethi omdala ole khanda elile mpabanga wayephosela ilizwi kubo, futhi kwenzakala khona kanye nje ngendlela ayikhulumayo. Vala imbali yakho lapha futhi ufumane oba ungaqondanga, kodwa liseka khona kanye ngendlela ayikhulumayo. Futhi wabalada, kukanti bona bemile lapho, futhi abapristi abangcwele begqoke izembatho ezingcwele, befafaza lokhu, futhi wayengeke ahambise isandla lindlela kumbe leyo ndlela ngoba kwakungenye into alindlela, umkhuba kumbe enye into. UJesu wathi ningabakayihle odeveli, njalo le misebenzi yakhe liyayenza. Bamthatha futhi bamlatha futhi bamlengisa esihlahleni futhi bambulala. Yikho kanye uNkulunkulu wamvusa njalo. Yebo mnumzana. Hathi, babengeke, sasingasoze sikholwe u-Amosi lamuhla. Itshola kancinyane. Uthi lamuhla, senze ubungane, silalokhu esikubiza lamuhla. Sicabanga ukuthi ikuvuma kwaNkulunkulu ngoba izinhlanganiso zethu ziyanda futhi yonke into ihamba ngendlela okuyiyo. Sicabanga ukuthi ikuvuma kwaNkulunkulu phezu kwakho. Liyazi bajoyina ngiyakholwa, bose ezimbili kumbe ezintathu ezinye izigidi zamaprotestanti. Futhi amakatholika adlule ezithile ezigidi eziningi, bona. Bacabanga ukuthi lokho ikuvuma kwaNkulunkulu ngabo ukuba ngamakatholika. Amaprotestanti acabanga ukuthi ikuvuma kwaNkulunkulu, bona bengamaprotestanti. Ha, ngumbhedo. Yizinto ezilungiselwe ukubhujiswa. Imilotha yama-atomu. Ulaka lukaNkulunkulu lisakhiwa ukudubuka. Kunjalo sibili. Ngilalelani, ngizalitshela ilizwi lenkosi. Amen. Sikhangele. Khangela umhlaba lamuhla. Khangela isizwe sethu. Sijoyinane le-UN kuyini okukiyo. Iqembu labangela bunkulunkulu. Futhi thina singela sibindi sokungavumeli ngitsho umkhuleko unikelwe ngaphambi kokuba imihlangano yethu iqale. Ngangibalanga nje lapha ababili bangahamba njani ngaphandle bavumelane. Unkulunkulu kenzi lutho ngaphandle akwambule ezincekwini zakhe abaprofethi. Ababili bangahamba njani ngaphandle bavumelane? Lapho sila mamawamejeni, amabhuda abangakholwayo, abangelabo uNkulunkulu abazifunela kwabo, lokunye konke phakathi kwakho. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu angahlala entweni enjengaleyo? Awu, uthi lokhu awu, sisebunganeni labo, silokuvikelwa konke okuvela entshonalanga. Babelezizwe zonke zibazinyelezele ekuvikeleni, kodwa lo mprofethi wathi, uNkulunkulu uzalibhubhisa, uNkulunkulu uqobo elimkhonzayo, uzalibhubhisa ngobuwula benu. Wayengakhuluma into efanayo lokhu kusa. Wayezakhuza kusukela e-White House kusiya khona phansi epulazini elihawulayo. Ngeqiniso wayengakwenza. Wayebakhalimela ngelizwi likaNkulunkulu. Ngeqiniso wayengakwenza. Yiyo indlela yomprofethi weqiniso. Sikhangeleni amabandla, silibandla elikhulu eligcwele iRoma Katolika lakhulunywa eBhayibhelini ukuba yisifebe. Singabokhokho babobaba, amabandla amaprotestanti wonke ebanjaniswe ndawonye futhi babizwa ibizwa ngokuthi ikhansili yamabandla omhlaba. Amawule esifebe, iBhayibheli lacho. Yikho kanye lokho elakutshoyo. Aha. Futhi kunjalo, sicabanga futhi manje wonke amabandla ahamba ndawonye. Umnumzana Collins, umngane wami, umfowethu ovela eCalifornia kumbe Arizona lapho eyakhophe Elmer, ngathi awu, ngicabanga lihamba kwelinye ibandla elitshe lama-Methodist. Wathi ngaphuma kulo lapho bejoyina leyo khansili yamabandla phezulu lapho. Ngathi uNkulunkulu akubusise, ususondelela embusweni mfowethu. Aha, yebo mnumzana. Inkolo yize ethembela phezu kwenhlanganiso labantu futhi le mfundiso yabo yenziwe ngumuntu futhi bejiya ilizwi likaNkulunkulu. Esikufunayo ngumprofethi lamuhla akukhalimele ngalelo lizwi phakathi lapho. Kunjalo sibili. Yebo, bona bathatha ukulondeka phakathi kwabo. Sajoyina thina amapentekostali sibili, sajoyina ikhansili yamabandla omhlaba ngoba phakathi lapho silobudlelwano. Sizabanqoba njengomfazi esiya kunathelwa khona utshwala kuyadakwa lendoda yakhe ukuze amlethe kuNkulunkulu. Kanjalo njengendoda yahamba lomfazi lezi nsuku, okunathelwa khona utshwala kuyadakwa kumletha kuNkulunkulu. Umpedo, hlala khatshana le ndawo kadeveli. Lapho into yonke ilandula ilizwi lelo ngiphikisana layo. Lokho kungenza ngimelane lenhlanganiso yonke ngoba iphikisana lelizwi. Kufanele kwenze lonke ikholwa lizwe ngaleyo ndlela. Awathi kodwa khumbula sile ngilezi qepho esikhulu ephepheni omnye umuntu wangithumela eArizona ukuthi kanjani lukhokho usibanibani ngolunye usuku wathi upapa uJohn wesimathumi mabili lambili kombe loba yini abambiza ngakho wayele uyindoda ayilungileyo nguye kuphela umuntu wake wakhuluma ngokubambanisa amabandla amakatolika lamaprotestanti ndawonye wathi kungeke kuze ensukwini zethu kodwa iminyaka elandelayo elithumi lanhlanu kumbe amathumi amabili kuza kuba lapha ngacabanga mfana wena ungukhokho uyaprofetha futhi ungakwazi isikhathi sesiphelile ukwedlula esikucabangayo umfo wangibhalelayo wabhala phezu kwepheji isikhathi sesiphelile ukwedlula esikucabangayo wayelalela amathepulayo yebo mnumzana wathi isikhathi sesiphelile ukwedlula esikucabangayo wathi mfowethu Branham awuzange ukutsho lokhu iminyaka edluleyo ngathi sibili yebo mnumzana kuyeza ukuba kugcwaliseke ngoba ilizwi lenkosi kufanele kube njalo sibili yebo bathi lukhokho ongcwele awucabangi ukuthi kufanele azi okwedlula lokho hathi mnumzana ngayilandula ilizwi likankulunkulu khangela kulo njengalokho angeke angilandaba ngopapa abangaki labaprofethi lokunye lokho olakho phakathi kwenu nxa ungekho elizwini uphumile elizwini kunjalo unkulunkulu wayengabusisa kanjani into enjalo ingqebe phika ilizwi likankulunkulu uqobo engabusisa kanjani ulutho ngaphandle kwelizwi lakhe into ephambene lelizwi lakhe engalilandula kanjani ungabusisa kanjani imvukuzane ekudlayo ungabusisa kanjani intambo yamagetsi oyibambileyo uthi ngibambe futhi ungithise lokho kungaba yibuhlanya unkulunkulu engabusisa kanjani into ephikisana lelizwi lakhe ngakho buyela elizwini lina qembu labatshumayeli njengezinja ezinkulu uhlupho bani ngani liphuma phandle lapha futhi lithengise ukuzibulo ngokudla ukugibela phakathi kwekhadi lakhe kumbe enye into kumbe enye into enkulu indlu enkulu ephakemeyo kwenye indawo futhi ibandla elikhulu elibiza isigidi samadola futhi lazo zonke lezo izinto njengalokho futhi uthengise ukuzibulo bakho futhi ulentoni lokwesaba ukutshumayela ilizwi likankulunkulu ebandleni lakho uthi awulanhloni ngawe futhi uzibize ngokuthi inceku yomprofethi kankulunkulu uthengisa ubuzibulo bakho obokudla komhlaba uyini oza kucacada okufanayo njengalokho isawu akwenzayo okuyisinengiso esinganani hathi unkulunkulu ongcwele olinda ilizwi lakhe ukuliqinisa ngeke abusise into emelana lelizwi lakhe manje lalelani ngiyazi ngiyaphuza kancinyane nje futhi ngingabe ngilikhama okokufa kodwa khangela ngifuna ukulibuza enye into angiyenza kanjani unkulunkulu ongcwele owakhuluma ilizwi lakhe futhi wathi manje konke amazulu lo mhlaba kuza kwedlula kodwa lokho akuyikwedlula ngitho ilizwi elilodwa lakho manje ngathetha kanjani into ephikisana lalokho futhi ayibusise angakwenza kanjani khangela uyafakaza ngokwakhe uyaqinisa ilizwi lakhe utsho lokho okulungileyo hathi ngobulunga khangela umowabi umowabi walelizwi lakhe laye umowabi u-israyeli walelizwi lakhe uthi umowabi wale simo sobunkulunkulu lelizwi lakhe banikela imihlatshelo ayisikhombisa inkabi ezihlanzekileyo phezu kwama-altari ayisikhombisa inombolo epheleleyo umhlatshelo opheleleyo khona-ke ngaphandle kwalokho wathatha inqama eziyisikhombisa kukhuluma ukuthi babekholwa ekubuyeni kwendodana kankulunkulu futhi banikeza phezulu lapho lobhishophi wabo omkhulu zonke izikhulu zabo bonke abapristi babo labapristi abakhulu yonke enye into yama lamakhosi ayo labomongameli lani okunye futhi banikela lokhu nje ngokwezenkolo njengalokho abangaba yikho bemelene lo-israyeli futhi kwakulo-israyeli phansi lapho iqembu elincinyane labahlamuki lakhangeleka kanjalo kodwa kuyini okwakulo-israyeli unkulunkulu wayesemkhankasweni wabo wayezitshengisa ukuthi wayelabo bona kungelani okhokho abaningi ababengaba labo opapa kumbe loba yini okunye unkulunkulu angeke abe labo aze azitshengise ukuba labo futhi ingqe kuphela bekhatshana lelizwi lakhe futhi bephika ilizwi lakhe angaba labo kanjani kungela zibonakaliso zikankulunkulu ophilayo phakathi kwabo unkulunkulu angaba kanjani phakathi kwe-UN lapho ababili bengeke bahamba bengazange bavumelane manje khangelani lapha kule Church of Christ ezithoyo ehlanganiswe lamapentekostali ipentekosti ithi bayakholwa ekukhulumeni ngendimi bakholwa ekufakazini kukamoya ongcwele ukukhuluma ngendimi bathi bayakholwa kulokhu lokho lokunye bakholwa izibonakaliso lezimanga i-church of christ iyabahleka yathi lina qembu labangaziyo lezo kwakuyizinsuku ezedluleyo ababili bengahamba bonke kanye kanye ngaphandle bavumelane ukuthi bahlanganiswe ndawonye kuyini abakwenzayo badinga ukulondolozeka omunye komunye phansi laleyo nto ukuvikeleka kwami kukukristu laselizwini lakhe ngoba ilizwi lakhe nguye kunjalo akula zibonakaliso zikankulunkulu ophilayo ngithola kancinyane yikho lokho ujesu akutshoyo nganye ngenzi ilizwi libonakale khona-ke lingakukholwa nga unkulunkulu engakhulumi ngami futhi aprofithe ngami futhi akhulume ngami futhi enze ngami nje lokho mesiya afanele ukukwenza khona-ke lingangikholwa khona-ke umfo okhuluma ukuthi ungumprofethi othunywe evela kunkulunkulu futhi alandule ilizwi unkulunkulu abe lesihawu entweni enjalo unkulunkulu angenza kanjani okunjalo othini ngibuze lokhu kungabe kumanje ngikwazi lapho engiza kukhuluma khona lani njalo lokho kuza kuba kunkulunkulu ngiyakuthelela nje ukudla njengalokho angitshela khona kulowo mbono ngaleso sikhathi ngikufaka emafatshini ungangibuza u-Amosi wayengabona ngaphambili kanjani lokho okwakuzakwenzakala kubo ngani kwakukhangeleka kukuhle khangela manje khangelani lapha manje lalelisisani manje ngoba lokhu konke kusethephini futhi kuyahamba kuzahamba umhlaba jikelele bona manje kanjani khangelani lapha kwakulo israyeli amaseminari abo ayesesimweni esingcono kulalokho ake aba yikho akula muntu obakhathazayo babele nkolo zabo akula muntu ohathi alingeke likhonze ujehova qhubekelani phambili kwatsho izizwe zamahedeni khonzani silesivumelwano omunye lomunye lowo mprofethi wabona kudlulisa ngalokho bona kanjalo umprofethi lamuhla wabona kudlulisa ngakho bona qhubekani futhi u-israyeli wathi awu masidleni sinathe futhi sijabule ngakho babuthanisa iqembu ndawonye futhi bazenzela izivumokholo ezithile lezinhlanganiso lenhlanganiso zamasonto lezinto futhi bakulungisa konke futhi abafazi babo babephila nje ekukholiseni lesono phandle lapho mfana bebathwala behamba labo kumakilabhu ebusuku lakho konke begqoke okungaphelelanga begqoke izikhathi ezincinyane ezikhangeleka njengesibili ungawake wabona okunye kwembali yabo yalezo nsuku ukuthi babekhangeleka njani phose oyedwa kwabathathu emubi njengalokho abakwenza lamuhla hathi kangaka ngoba bona babengeke yebo futhi ukuthi babesenza njani futhi baqhubeka njengalokho lamakhosi labapristi lomuntu wonke futhi ujesu wathi lichitha izindlu zabafelokazi linabazenzisi bakutsho futhi zonke lezi izinto ababezenza lowo mprofethi emile lapho ekhangele phansi phezu kwalokho leso sizwe kanjalo akumangalisi inhliziyo yakhe yadabuka phakathi kwakhe yebo mnumzana manje uthi wakwazi njani lokho okwakuzakwenzakala wayekubona ngaphambili kanjani konke kwakhangeleka kukuhle ngani balokunengi okokudla balokunengi okokugqoka bona balamabandla abo amakhulu bayaphumelela imali ihlanyelwe ndawo yonke ubutofotofo imidanso ezitaladeni ukungabi lambeko futhi konke okunye kuqhubeka nje futhi yonke into ihamba kahle njengemelika lamuhla ithelevishini igcwele insomo ezingcolileyo abafazi abazihlubule ingxenye lakho konke yonke into oyibonayo nje ludaka lesono awudingi ukukhangela ithelevishini vula amehlo akho nje khangela loba ngaphi amankazana abafana amadoda abafazi bebhema benatha bona ojezebheli bezibiza ngokuthi ngamakristu odeveli abangcolileyo bezibiza ngokuthi ngamamethodisti amabhaptisti amapresbyterian amakatolika lamapentekostali akumangalisi kwanciphisa amehlo akhe lapho ekhangela ha kunjalo konke kukhangeleka kukuhle ungakusindisa kanjani nxa singakwenza njani njani khangela lapha awu silezigidi ezengeziweyo sile thina izakhiwo zethu sinjalo o amabandla ethu makhulu kakhulu kumele sakhe amabandla amatsha awu sile mali eningi kangaka asikwazi ukuthi senzeni ngayo ngani siyakha nje indawo ezinkulu ezizweni amabandla amakhulu kakhulu akhona ngawethu futhi silokhu sile mali eningi alicabangi ukuthi unkulunkulu usibusisile haji liphumile elizwini lakhe futhi mfowethu Branham utsho ukuthi unkulunkulu uzabhubhisa lokhu yebo konke ngakunye kwakho ukwazi njani Amosi ukwaze njani njengodokotela ehlola udaba lapho efumana isifo esigulaneni uyakwazi lokho okukwenza uyakwazi ukuthi leso sigulane silani uyakwazi ukuthi sokumemetheka okunganani futhi uyakwazi lokho okuzakwenzakala yiyo indlela ngomprofethi umprofethi weqiniso lapho ebona angila ndaba ukuthi wenzani lapho ebona isona simemetheka imfukuzane edlayo futhi simemetheka kanjalo kumapentekostali labanye babo bonke asingeke siphenduke sisesimweni esimemethekileyo Vaza kupupa. Iyo injela uAmosi ayihlola ngayo udaba. Walihlola ngelizwi likaNkulunkulu. Iyo injela umprofethi weqiniso wahlola ngayo udaba futhi athi kubo abafazi, lingazami ukuya kwahlulelweni lenwele ezigeliweyo lapho sazingcono. Utho kini madoda lenengi lenu futhi lani bathumayeli lilandula ilizwi futhi lilesimo sobuNkulunkulu lokujoyina izinhlanganiso okunqwetha indaba. Lapho sazingcono ukhangela elizwini elifanayo umprofethi weqiniso, hhayi ekhangela kilo. Ukuhlola kodaba kuthe yikufa, ukwehlukaniswa. Njengodokotela uyalwazi udaba, uyakwazi ukuthi lihlobo bani lwenkombazimbo olulako. Khangela lesi sizwe, lapho sithi iPentekostali isiphelile, lapho bengasoze ngitsho bakuvumele ubuye ebandleni ngoba uthumayela kubafazi ngenwele ezigeliweyo, uthi iBhayibheli liyakulahla, bese saba ukuthi uza khuluma enye into mayelana. Lapho ngolinye usuku lapho ngisenza imikhankaso kuRoy Porters waseyokunjini lwaseNtshonalanga, bamlethela ndawonye iqembu labathumayeli, kose ongiyathemba amathumi amane kumbe amathumi amahlanu babo, lapho engangilo mhlangano omkhulu, wathi mnumzana Porters, ngifuna ukukubuza enye into, wathi ngabe kuliqiniso ukuthi umfoti Branham usebenzisa ibizo lenkosi uJesu Kristu ukubhabhatiza ngalo. Umnumzana Porters, indoda emnene ehloniphekayo njengoba lisazi umfoti Porters olapha, wathi bomnumzana, wathi umfoti Branham lapho ephandle emikhankasweni phandle lokhu wathi akathumayeli, uyaqhubeka nje futhi akhulekele abagulayo benu, yikho lokho akwenzayo. Wathi kayisikho lokho engikubuze khona, wathi omdala webandla, uyakwenza na? Manje bala mathephu bayakwazi, wathi uyabhabhatiza ebizweni likaJesu Kristu, wathi yebo ebandleni lakhe uqobo, iyo indawo kuphela abhabhatiza khona ebandleni lakhe uqobo. Wathi yikho lokho, yikho kuphela engifuna kuba kwazi, kasimfuni, kasifuni leyo mfundiso yamanga phakathi kwabantu bethu. Futhi ngolinye usuku lapho umngane wami omuhle uEdalton wathola incwadi yebandleni leBaptist, wathi siyakuxotsha ebudlelwaneni nini beBaptist
because you have joined in the heresy of being baptized in Jesus name.
Ngoba uzihlanganise emfundisweni yamanga yokubhabhathizwa ebizweni likaJesu. Ngithanda ukumalo Pauli kulokho umhlaba ukubiza ngokuthi imfundiso yamanga, iyo indlela engikhonza ngayo uNkulunkulu ngoba yilizwi lakhe. Yebo mnumzana. Yebo oh sibili.
The doctor diagnoses a case, he sees where it's at.
Udokotela uyahlola udaba, uyabona lapho olukhona. Umprofethi weqiniso uyahlola udaba ngelizwi, wenzani? Udokotela uyahlola udaba lwakhe ngezinkombazifo. Unjalo na? Ukhangela inkombazifo futhi uyabona lokho okuyinkinga ngesigulane, ubona ukuthi simemetheke okunganani futhi athi akulalutho olungenziwa. Futhi umprofethi weqiniso uthatha ilizwi likaNkulunkulu futhi uyahlola izindaba, aphosele ukuthi phakathi kwakho, ukuthi abantu bayakuphosela ebusweni bakhe. Kuyini okuzokwenzakala? Ukubhubha yikho kuphela. Uthanda intokozo abagcwele umhlaba, iqembu labathiwa abazenzisi, kodwa iyo indlela yomprofethi weqiniso. Bona oh minabo, uyabona izifo, wabona ukuthi babesuke elizwini, wabona ilizwi futhi wabakwazi impumela eyayisiza, wabona ubutofotofo ababephila kubo, wabona indlela labo bafazi ababesenza ngayo, wabona indlela labo bapristi ababesenza ngayo ukuthi basuka njani ekukhonzeni uNkulunkulu weqiniso lezinto ezinjalo. Lapho wayele mpendulo, wathi lo uNkulunkulu elitsho ukuthi lizamkhonza uzalibhubhisa. Ngani? Aliqinanga imilayo yami futhi kanti babecabanga ukuthi wayeqinile. Angizange ngikubale khona lapha indima 2:4 isathiwo 2 indima 4 ngoba ngilikhethe ukuba yi kuzo zonke imuli zomhlaba, ngikhethe lina futhi kanti liyala ukuhamba emilayeni yami. Ucabanga lo omncinyane umprofethi olekhanda elile mpabanga imile lapho lalezo ndevu ezimpunga ziphephukela emehlweni akhe, evutha umlilo, ekhuluma kulelo qembu labaprinti lezinto futhi wathi uNkulunkulu lo lina bazenzisi elenza sengathi liyamkhonza lo uNkulunkulu ofanayo ozalibhubhisa. Licabanga ukuthi wayengathola usekelo, ha, wathi oh minabo, yena umzame lamuhla futhi ubone nxa wayengakwenza, hathi kodwa yena wenzani? Iyo indlela yomprofethi weqiniso, wayelelizwi, wayekwazi lokho elaliyikho. Njengomikhaya wakudala, ingane encinyane engayibusisayo ngedlule okunye kwayo, imizuzu emilutshwane edluleyo ngoba ngigijimisa isikhathi. Kodwa uMikaya lapho esimaphambi kwabo wabakhangela, wayelazi ilizwi. UMikaya wakhuluma ilizwi kubo. Ngani? UMikaya wahlulela umbono wakhe, imfundiso yakhe ngelizwi likaNkulunkulu, futhi wabona ukuthi imfundiso yakhe lelizwi kwakufanana ngoba ilizwi lathi uzaqalekisa wapho futhi uzabangela izinja ukukhotha igazi lakhe. Yiko loko ilizwi elakuchoyo. Ngakho Mikaya wayelombono, yiko wayengumprofeti. Bona ukuthi ilizwi libuya kimi, futhi wakhuleka onkosi uNkulunkulu kuyini okufanele ngikwenze, kuyini okufanele ngikukhulume kuleli qembu labatshumayeli elimileyo lapha. Nansi zonke izinhlanganiso, wonke umuntu elizweni ubuthene, emelene lami inkosi. Lapha ngimi phambi kwenkosi, kuyini okufanele ngikukhulume. Futhi wangena embonweni wathi, qhubekani lenyuke. Qhubekani! Wathi kodwa ngibone u-Israyeli ehlakazekile njengezimvu zingelamelusi. Yebo. Lo mdala wesiqinti weza lapho futhi wamwankala emlonyeni futhi wathi kungaphi lapho ilizwi likaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu ohambe khona, lapho uphuma phakathi kwami, phakathi kwakhe. Ndiyakwazi lokho uNkulunkulu akutshoyo. Wavumela uDeveri wehla phansi wangena phakathi kwabo ngoba babengekho elizwini kwasekuqaleni. Ibhayibhili lathi nxa babengeke bakholwe ilizwi wayezawanika inkohliso elamandla okukholwa amanga futhi balahlwe ngawo. Yikho kanye lokho lezi inhlanganiso labantu balesi sizwe abakwenzayo lamuhla bekholwa amanga okulahlwa ngawo ngoba kakula elinye ibizo eliphiweyo ngaphansi kwezulu okumele lisindiswe ngalo. Ziqondaniseni zinhlanganiso lokunjalo. Yebo. Manje kuyini abanye laba abakwenzayo? Kuyini abanye abaprofethi laba abakukhangelayo? Babe ngabaprofethi, yebo mnumzana. Babe ngabaprofethi. Kodwa aluba babe ngabe bemile, ukuthi badlola isiprofethi sabo ngelizwi. Ngama Methodist engama lamuhla ukuthi adlole isiprofethi sabo. Baba soze bafafaze omunye umuntu. Babeza kwamukela umoya ongcwele. Babeza kubhaphathiza bonke ngokuchwilisa elizweni likaJesu Kristu. Ngaya Assemblies of God ingama lamuhla ukuthi ikhangele isiprofethi sabo. Bebeza phenduka elizwini. Ngayiwanezi lamuhla ingama futhi ihlole isiprofetho sabo. Babezaphenduka elizwini. Kodwa uyabona, nxa labo baprofethi bengabe bemile futhi bahlola isiprofethi sabo, bacabangisisa, bathi, lokho kungokwethu, ngakho sizakwenyukela eRamothi Giliyadi, futhi sizakuyithatha, ngoba ingeyethu, uJoshua wayinika kithi. Kodwa uMikaya wathi lokho kuzwakala kuzwisiseka. Kodwa yikho lokho okuyikho, awufuni ukucabangisise, ufuna ukukholwa, lokho uNkulunkulu akukhulumileyo. Ingacabangisisi lutho. Aluba u-Abrahama wayengabe ecabangisisile, wayeza kuthiya kanjani ilizwe lakhe, wayeza kube eleminyaka elikhulu kanjani ubudala elokhu enikeza udumo kuNkulunkulu futhi babeza kuba lengane ngoSara futhi yena elamajuma ayisificamunwemunye. Lahla ukucabangisisa. Wena kholwa nje. Uvumela uDeveli akutshele. Uyazi umfowethu Branham akasilutho kodwa wamzenzisi. Manje ngiyalinda ukuthi ngibone inxa enjalo, asiboneni inxa efundisa kahle. Mangibuyele eBhayibhelini, ungahambi. Angeke akuvumele wenze lokho, hatshi, bona. Kodwa uza kukhuluma into embi ngami, leyo angaba lelungelo kiyo, khona ke uqhubeka uthola lokho. Mana futhi uqala ukucabangisisa. Yebo, wayengafanelanga ukuba enze lokho, wayengafanelanga ukuba enze lokho. Uqala ukukhangela kimi. Awu, lokunengi nje. Futhi ongabe ukhangele enkosini uJesu, ungafumana okunengi. Ukhangele okomzuzu nje. Ngizakubeka munye lamunye wenu abe ngumthumayeli. Manje sizakhohlwa ukuthi wake wabasemhlabeni. Nangu umfana ofakazelweyo isizwe sonke ukuthi ungumntwana ozelwe ngobufebe. Umama wakhe wabalaye ngaphambi kokuba yena lobaba wakhe bengakathathani. Ufakaziwe. Manje abayi elizwini. Intombi izakhulelwa. Baya nje kulokho abakuzwayo, bona. Umntwana olivezandlebe. Abazange bamtshele ukuthi wazalelwa esonweni futhi ezama ukubafundisa. Ngibona. Futhi khangela kulokho ayekwenza ngempela wayediliza ebandla lonke elalikhona elizweni. Ngabe lokho kwakuyikho na? Izinhlanganiso, yonke enye into. Waye eyini? Umfana nje osekhule wedlulisa ehamba ebhoda njengalokho. Umfo omncinyane engela nhlanganiso yesonto. Ngitshela ngoliphi ibandla? Ngubani ubaba wakho? Uthi uJosefa akasuye baba wakho. UJosefa akasuye baba wami, wayengatsho. Awu, ngubani ubaba wakho? UNkulunkulu ngubaba wami. Awu, wena odlulisa amalawulo, yikho kanye lokho oyikho. Wena ungumuntu futhi usithi uNkulunkulu ngubaba wakho. Nxa babengabe bakuhlola ngelizwi. Haleluya. Aliboni ini? Ilizwi laliza kwenziwa libe yinyama. Abazange bahlole umbono wabo ngelizwi, yikho lokho. Yilo hlupho lamuhla, kalihloli imibono yenu isiprofethi senu, lemfundiso yenu. Ngelizwi likaNkulunkulu. Omunye uzama ukulitshela iqiniso khona-ke awusazwanani labo. Njengalokho Amos ayengakwenza. Amos akwenzayo laliza kwenza into efanayo. Manje khangela lapha, usesimweni lesi. Manje oza kumlahla. Mhlawumbe lokho kunjalo. Nxa ongazange ubuyele elizwini, benza okufanayo. Ayamlahla lamuhla. Aluba lina bafazi. Lapha lalapha. Yebo. Ungani ungatoli umqondo wakho lenwele zakho ezigeliweyo ngelizwi ubone lokho elikutshoyo, bona. Kungani ungenzi lezo zinto na? Kungani ungatweli ubhapatizo lwakho ngoba abayindoda nomoya ongcwele? Lobo obomangabe uthathe okuthiwa kunjalo. Okungasilo uthiwa emhlabeni kodwa izikhundla ezintathu zikankulunkulu munye. Izihloko. Akula bizo likababa. Akula nto njengokuthi ibizo. Baba indoda nomoya ongcwele. Ibizo likababa indoda nomoya ongcwele. Okuyikuthi inkosi uJesu Kristu. Lolo bhapatizo lwakho ngendlela wonke umuntu ebhapilini abhapatizwa ngayo. Nga ungahlola umcabango wakho ngelizwi ungaphenduka futhi ubhabhathizwe ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Yikho lokho uPawulu abatshela khona ukuthi bakwenze futhi wathi uba omunye umuntu wafundisa olunye olutho olwahlukileyo makabe ngoqalekisiweyo loba ngangilosi isehla phansi. Liyazi izikhathi eziningi ingilosi ziyehla phansi mfana ePentecost ikudla kanjani lokho? Kanjani lapho uMathini ongcwele emile lapho futhi lapho kwakume umuntu omkhulu okhazimulayo phambi kwakhe? Umuntu owabhabhathiza ebizweni likaJesu owakholwa kumoya ongcwele futhi wagcina ilizwi futhi amaRoma amkhahlelela phansi. Futhi bezenza yonke into kuye bezama ukunika inkolo zokwenziwa zabo lezimfundiso ezenziwe ngabantu leyo ndoda yama elizwini ngolunye usuku emandleni akhe uDavid babesiza kuye futhi bezama ukukhuluma layo wayengabalaleli ngolunye usuku uSathane wabuya njengalokho njengoKristu etheswe umqhele egqoke amapatapata egolide eme lapho futhi wathi unga amalangabi omlilo emzingezile wathi awunginanzeleli Mathini, ngiyinkosi yakho, ngikhonze. UMathini wamkhangela kulenye into engalunganga lapho. Wathi Mathini awunginanzeleli na, wathi ngiyinkosi lo msindisi wakho, wathi ngikhonze. Wakutsho lokho kathathu. Futhi uMathini wathalaza wabona uKristu uzakwetheswa umqhele ngabantu bakhe ekubuyeni, uzabe engagqokanga amapatapata egolide wathi, suka kimi Sathane! Mfana angeza ke akudle lokho amapentekostali, mfana ingilosi ekhazimulayo. Lo mfazi wetha phansi eChicago lapho engiya khona wathi mfowethu Branham, abatshumayeli phezulu lapho bathi nxa ingilosi yenkosi ikutshelile ukubhabhatiza ebizweni likaJesu babeza kwamukela, kodwa ngabe lokhu ngumcabango wakho? Wathi nxa ingilosi yenkosi ikhulume ulutho oluphambene lalokho akusoze kube ingilosi yenkosi. Bona. Nga ingilosi isitsho loba yini ephikisana laleli lizwi mayibe ngamanga. Futhi nxa umuntu ekutshela isithunywa esivela kuNkulunkulu ethi uvela kuNkulunkulu, futhi akutshele kulungile ukubhabhatiza ebizweni likababandodana umoya ongcwele, makabe ngumqambi wamanga. Nxa umuntu ekutshela kulungile kuye kuba lenwele ezigeliweyo futhi lezinto ezinjengalezo ukuthi kufanele ugqoke ingwane ebandleni kwezimbozo ukuba yisimbozo, makabe ngumqambi wamanga. Ilizwi likaNkulunkulu liqiniso. Loba iziphi zalezi izinto eziphikisana lelizwi makube ngamanga, kuyilizwi kuliqiniso, kuzakuma. Yiso isizathu uMikaya wayekwazi ukuthi isiprofethi sakhe zavela kuNkulunkulu ngoba zazilelizwi likaNkulunkulu. Yebo mnumzana, umbono wakhe waweyamele nje kokufanayo njengelizwi likaNkulunkulu. Oh, aluba uAmosi wayelapha, wayengahlala lelizwi, kunjalo. Kodwa uyabona ukuthi ihlupho lamhla ngathi kunjengalokhu okwakungabo, ngilungiselela ukuvala. Uhlupho ngathi kunjengalokhu okwakungabo. Babefundisiwe ngokungaphandle kwesisekelo. UJesu wathi, lenze ilizwi likaNkulunkulu laba ize nemikhuba yenu. Lolo bhapathizo lwamanga, leso sibonakaliso samanga sokwamukela umoya ongcwele. Abanye babo bathi, khawula izandla. Abanye babo bathi khuluma ngendimi. Sengake ngezwa odeveli bekhuluma ngendimi futhi bekhawula izandla futhi. Yebo mnumzana. Akula sibonakaliso sakho. Manje zonke lezo izinto kanjalo. Zonke lezo zinto. Ubona, uyaphuma elizwini likaNkulunkulu ukufundisa leyo mikhuba. Kunjalo. Manje, wayengakwenza, wayezafanele ukubuyisele elizwini. Kodwa silabo abafundisi bethu lamuhla, bafundise abantu, bebasusa esisekelweni selizwi likaNkulunkulu. Manje lalelisisani. Yikho lokho ababekwenzile lapho, yikho lokho Amosi ayebatshela khona. UNkulunkulu elitsho ukuthi liyamazi. Uye lo ozalibhubhisa. Manje sibafundisile ukusuka ngapi? Isisekelo so ukholo olwake lwanikelwa kubobaba bePentecost. Yebo. IBhayibheli. Bafundisa izihlanzo samanga, bafundisa ubhapathizo lwamanga, yonke into ngamanga ngamanga ngamanga. Isehlukana lokho kokuqala. Awukukholwa kuyela iBhayibhelini futhi uthathe epegatory yakho futhi uthathe wakho baba indoda nomoya ongcwele futhi ukufafazela zonke lezo zinto futhi uphenduke futhi ubone nqa kusembhalweni. Iyo indlela. Umana uba kusesisekelweni. Bona abasekho esisekelweni. Lokho Paul wathi ukuthi iBhayibheli likhuluma ukuthi ibandla likaNkulunkulu lisekelwe phezu kwemfundiso yabapostoli labaprofeti. Abaprofeti labapostoli kufanele bafanane sibili. Ini sasuka kulezo sisekelo selizwi saya ezisekelweni zenhlanganiso yesonto. Lalelani manje, sengivala, gqokani okusiza ukuzwa kwenu kukamoya. Lalelani. Sisukile esisekelweni selizwi futhi saya esisekelweni senhlanganiso yesonto. Ingahlala isikhathi eside okunganani kulokho? Amanye amahola amathathu. ukusuka esisekelweni selizwe sisiya esisekelweni sentokozo zomhlaba ubumhlaba ukungaziphathi kunanabela ebandleni ukusuka elizwini kusiya kuzivumokholo lokho kungangithatha amaviki amathathu ukuthi mayela ngifike ingxenye phakathi zona izikhathiso ezine khona lapho ukusuka elizwini kusiya enhlanganisweni yesonto ilizwi lenhlanganiso yesonto masinya lapho ibanjani izenza inhlanganiso yesonto liphumile elizwini khona lapho akusela kodwa into eyodwa phenduka khona emuva ukucezuke khona futhi uhambe njalo phenduke elizwini kunjalo phenduka kutsho ukuhamba buyela emuva thibilika uhamba ngendlela engayisiyo kulungile intokozo yenhlanganiso yesonto inhlanganiso yesonto ewe isisekelo ngitsho esentokozo isisekelo sezinto zomhlaba isisekelo sezivumokholo lakho konke lokho ndawonye kwacacada okungaziphathi okubalileyo ukubola kukamoya yena engumprofethi weqiniso uza kubona phakathi kwethu khona kanye lokho akubonayo phakathi kwabo nxa wayemile lapha kulipulatifomu lamuhla futhi ngingathi mfowethu Amos, mprofethi omkhulu kankulunkulu wena ongesabiyo woza lapha futhi uthathe indawo yami wayezatshumayela leli lizwi uzamele akwenze ungumprofethi kulungile wayeza kutshumayela ngendlela elilotshwe ngayo lokho nje esikutshoyo manje kulungile wayeza kuba bona phakathi kwabo lokho akubona kithi ukubola kokungaziphathi khangela nje bangane bangaki lapha kuleli banja elikhona lapha manje ababona ukuthi umhlaba usekuboleni kokungaziphathi ngani siyakwazi kuyikho luyini uhlupho kungaphandle kwelizwi kulungile kulungile u-Amos akazange aswele uhulumende limnanzelele lapha lapho likubala lapho lisiya ngekhaya akazange aswole uhulumende wasola ibandla ngokukhetha uhulumende onjalo lina abezepolitiki mangiyekele lokho kulikhole okwesikhatshana lapha lasemhlabeni wonke lapho okuzakuya khona ibandla lakhetha into enjengojerobhowamu angazi nxa lina thina singenzanga phose into efanayo
Government can't build a house on a rock.
Uhulumende angeke akhe indlu edwaleni. Lapho abantu bekhetha indlu echebechebeni. Engakwenza na? Ingathi uhulumende wethu. Yini isizwe ngabantu. Singathi kanjani? Umtshumayeli wathi kini? Wathi mfowethu Branham wathi khangela ngiyazi ukuthi uqondile kulokho. Kodwa wathi ngangingatshumayela lokho enhlanganiso yesonto yami ngangigatshelela phandle. Abantu bami bangangixotshela phandle kwebandla. Wathi kangisoze ngitshumayele enye intshumayelo. Wathi itshumayele kungenani? Yebo mnumzane. Kuyilizwi likankulunkulu. Ulo mlandu ungangumprofethi kankulunkulu. Weqiniso uzahlala lelizwi. Nxa kungenjalo uzahlala nenhlanganiso yesonto yakho. Kuya ngalapho ovela khona. Kangela, athi mnumzane, asingeke sakhe, uhulumende kangeke akhe indlu phezu kwedwala eliqinileyo, lapho abantu bevotela indlu yentokozo, echebechebeni elitshonayo. Kangela lokho esikufunayo, asithatheni nje umzuzu manje, ngithemba ngilikhathalise, kodwa asikhangeleni lokho esikufunayo, okomzuzu nje. Angeke ngedlulise isibabazo lesi inothi, kangela lokho esikufunayo, kangela ithelevishini yethu. Yikho lokho esikufunayo. Sifuna abanye balaba abenza intshekisa bame phezulu lapho futhi balethe zonke inhloko zensomo ezingcolileyo futhi sihlala ngekhaya singahambi emhlanganweni womkhuleko ngolwesithathu ebusuku kumbe emtshumayeli uphumisa amasinyane ukuze lihambe liye kubukela. Okunye okudala okungcolileyo okwende kahlanu kumbe kasithupha iwule. Besenza insomo ezingcolileyo begqoke okukhanukisayo futhi beqhubeka njengakho konke futhi liyakuthanda lokho okwedlula kuthanda indlu kankulunkulu kuyatshengisa uhlobo lukamoya okuwe siyavumela thina abantu nxa abantu balesi sizwe singabhalela incwadi kuhulumende wethu sithi kuza kuba lezi gidi zamakhulu encwadi ziphaphela kuhulumende lisani lezo nhlelo ezingcolileyo bazamele bakwenze singabantu kodwa thina abantu sifuna ukungcola ngakho yikho lokho esikutholayo khangela uhlelo lomsakazi oh minabo bantshintsha idwala laphakade kwaba yisinjonjo isiphambano esidala esimahlikilili kwaba yikuzitshila nge-rock and roll ngakho isiphambano esidala esimahlikilili yebo sibili emsakazweni amathelevishini yona bathatha lapha ungasikude okokubhodisa esinqeni wona amankazana amancinyane yonke into nje ngokungaziphathi abangaba yikho yikho lokho esikuthandayo kusekelwa yini utywala iwhisky igwayi imali yezizwe kuyini abakwenzayo thatha imali yabo yomthelo efaneleyo uhulumende okwemithelo futhi babhadalele okwenhlelo ezingcolileyo zetelevishini abazifakayo amapentekostali ayevame ukungayi kuwo angcolileyo amabhayisikopu angcolileyo lapho besiba le midlalo enjalo udeveli wabeka owodwa kuwe wabeka itelevishini endlini yakho indlela yomprofethi weqiniso inzima kakhulu kodwa asihlaleni leqiniso yebo mnumzane khangela emabhodini ethu ezaziso abafazi bemile phandle belegwaya esandleni sabo wonke ujezebheli omncinyane elizweni ngahamba olunye usuku ngabona into engajwayelekanga kwakulo mfazi oyedwa wabuya esikolweni phandle lapho ukuthatha abantwana lapho ngisiya kuyabathatha babengagqokanga iphiya yabo gabhudula futhi khona umkhathi utshaza wonke ngamunye wabo belegwayi masinya befika lapho besima babengelagwayi babelulumathisa khona masinyane futhi bona ukuthi ngiqhuba kanjani bekubhele isandla leso phandle komnyango njengalokhu elo mhlanga wegwayi esandleni sakhe futhi ukhuluma lutho ngakho bayakudubuka sibili khuluma lutho ukuthi kumbe u-Elvis kumbe omunye wabo phandle lapho bangakudubula lohulumende angabasekela ngoba bangabontanga kuphela lokho kulungile bona abazange bazwisise bangabontanga bekuchaya indiva manje liyabona lokho umprofethi weqiniso akutshoyo indlela yakhe khangela kulabo ababhubhi abangcolileyo emabandleni kanye lenhlanganiso yesonto yabo bengakudubula khona emhlane into kuphela ebamisa ukuba bangakwenzi isihawu sikankulunkulu kuze kuthi umbiko ophume udeveli angakubulala nxa engakwenza uqondile kodwa umbiko kufanele wambi mina inkosi ngiza kubuyisela kunjalo ngiyenelisa ngala matshe okulivusa kunjalo kulungile imibukiso yethu yemifanekiso amabhodi ethu ezaziso izoni zethu ezithanda intokozo bezithi ngamakristu abantu abazithi ngamakristu abathanda intokozo abadinga inkanuko abafazi abagqoke okungela ukuziphatha amadoda ebakhangela bebatshayela ukhwelo bezithi ngamakristu bephuma phandle ngani baze bathola le kuyinto enkulu eflorida california futhi bala makilabhu amakhulu manje wonke amadoda abuthana ndawonye futhi baphosele amakhi abo phakathi futhi abafazi bangene phakathi futhi athathe enye yamakhiye phakathi lapho futhi loba ngubani onguye uthatha umfazi wakhe ayela enye ekhaya baphila iviki khona-ke baphenduke baphosele ikhiye amakhiye njalo bona ngamakilabhu abantwana abazalwa ngaphandle komtshato lakho konke ingulube idla ingulube inja idla inja luyini uhlupho ngenxa yokuthi bachiya ilizwi abakwazi ukuthi inhlonipho itshoni phandle lapha kanye lezincinyane ezigqoko ezibambayo lezinto ezinjengalezo futhi bebakhanuka futhi bacabange ukuthi bayahlonipha ungabe ungenzanga lutho olubidade kodwa othi ngikutshele enye into uyisikhali sikadeveli futhi esihlalweni sokwahlulelwa litsho kanje inkosi uzaphendulela ngokwenza ubufebe lo mphefumulo wakho uzakube usuhambile uyazi ngcono usukwazi manje kungenani kulungile uhlelo lwethu lonke lonakele futhi lubolile abantu bethu lokho abakufunayo njengendoda elungileyo yendlu awu nxa umuntu wayendoda elungileyo yendlu esola uhulumende wakho yikho okuthumela abafana bethu phandle lapha futhi kwenze inkuni zamabhomba ngabo kunjalo ngenxa yokubola kwethu uqobo nxa sithanda inkosi futhi sikhonze inkosi futhi savotela uhlobo oluyilo lukahulumende lakho konke okunye bekuza kuba indawo emangalisayo kunjalo sasingasoze sibe lezimpi hatshi unkulunkulu yisiphephelo sethu lamandla thumela abafana bethu phandle futhi ubabulale futhi sibagece lakho konke okunye kungenxa yokwenza kwethu uqobo sokukwenze kwagcwaliseka unkulunkulu watsho njalo ebhabhilini ukuthi akaguquki uyafana nje ikufuna kwabantu benu uqobo njengendoda elungileyo yendlu aluba yendoda elungileyo ufuna ukwenza okulungileyo ufuna ukuphilela unkulunkulu futhi ule ntokozo imuli ethanda ungaziphathi kuyini lokho endoda ezakwenza lapho umfazi wakhe efuna ukugqoka ukabhudula futhi agqoke izigqoko ezikhanukisayo futhi aphume phandle futhi enze njengojezebheli amadodakazi akhe labantwana bakhe bonke futhi labo bonke ubaba wakhe umfana wakhe omncinyane amkhulisayo futhi wamthanda futhi wambambatha lokumkhabutsha lokumbeka embhedeni futhi wamkhulekela asukume athi umdala wami uyahlanya konke acabanga ngakho libhayibhili kuyini leyo ndoda engakwenza ngemuli yakhe yinto efanayo kuhulumende wethu ngabantu bakhe lapha ungasoli uhulumende solaleli iqembu lamabandla aliphehlele emuva ngokubeka izinto ezinjalo kupolitiki zabo njengalokho abalakho bayakufuna yiso isizathu bekuvotela futhi yiso isizathu belakho futhi yiso isizathu okwahlulelwa kankulunkulu kuphezu kwabo futhi bazakuvuna lokho abakuhlanyelayo bayahlanyela manje futhi bazavuna mbayimbayi khangela sitshayiwe kuhlanya yebo ukuzama ukuthenga indlela yethu ukungena irussia ukuzama ukuthenga indlela yethu lesikhomanisi ukuzama ukwenza ngani imali awungeke uthenge lezi izipho zikankulunkulu kwakule ndoda usimoni wazama ukukwenza ngolunye usuku futhi upetro wathi Upale mali yako. Sidlala ingxenye kaSimoni Sanuse. Sizama ukuthenga isipho sikaNkuluNkulu. Penduka elizwini buyela kuNkuluNkulu, buyela kuKristu. Konake ungakhathazeki ngesikhomanisi. Sizavotela indoda ayiqondileyo. Sizakuba lenye indoda njengo-Abraham Lincoln. George Washington, omunye umuntu wayeyindoda yasibili. Ungasolilo uhulumende phezulu lapho, asizisoleni. Yikho lokho Amosi engakutsho. Futhi yikho loba uphi umprofeti weqiniso kaNkulunkulu angakutsho. Nxa elazi ilizwi likaNkulunkulu, nxa engumprofeti weqiniso, uyazi ilizwi ngoba liza kuye. U-Israyeli ebunganini babo lesitha sabo abazenzela sona. Kuqala kwakufanele basuke elizwini likaNkulunkulu. Bengakenzi ubungane lesitha sabo. Futhi singakenzi ubungane lezitha zethu lezinto. Kumele sisuke elizwini likaNkulunkulu. Aha. Ngiyafana manje. Sivumela iRoma ithathe indawo. Nani, siyakwenza isikhathi sonke. Sethethe uhulumende, uthatha izindawo, sethethe abantu, manje usethethe amabandla. Kuyini esikwenzayo? Sihlezi sithule sivumelana labo. Oh, akwenzi mehluko loba kungali ndlela kumbe leyo ndlela. Konke nguNkulunkulu kungenani. Lina elidubekayo, elihawulayo, elitshetshele emuva, elizithi abaprofeti. Luyini ushupho ngani? Abalazi ilizwi ngoNkulunkulu lalezo zinto. Labalitatishi ilizwi, labananzeleli. Bathi isikhomanisi sizakuthatha umhlaba. Hatshi akunjalo. IsiRoma sizathatha umhlaba futhi sikwenza ngaphansi kwebizo lesiKristu. Alizange iBhayibheli. UJesu athi, kuza kuba seduze kakhulu, kuze kukhwetshise abakhethiweyo uqobo nxa kusenzeka. Lokho esikufunayo lamuhla, wothini ngivale ngikhuluma lokhu. Manje sengivala. Lokho esikufunayo lamuhla ngomunye umprofeti weqiniso. Amen. Sifuna indoda okwelizwi likaNkulunkulu ukuthi libuye kuye. Yebo mfowethu, angalatshwa futhi aqotshelwe phandle, futhi aphoselwe phandle. Kodwa ngeqiniso angadubula isikhala. Yena, yebo, aha. Ngeqiniso angaphosa inhlanyelo enjalo, kuze kuthi abakhethiweyo bakufumane. Aha, kunjalo. Sifuna umprofeti. Sifuna indoda lo onyozelwe eqondileyo elizwi ebuya kuye. UNkulunkulu akhuluma ngaye, futhi aqinise ilizwi. Okulenza libe liqiniso, yikho lokho esikudingayo. Futhi mfowethu, sithenjiswe oyedwa ngokukaMalachi 4, ukubuyisela ini? Ukholo lwabantu lubuyele eBhayibhelini. Sithenjiswe oyedwa, uzakwenza. U-Amosi wayesazi. Yebo mnumzana, u-Amosi wayesazi. U-Israyeli izithandwa zakhe ezingelabo uNkulunkulu zizakubabhubhisa masinya. Futhi nezithandwa zabo ezingelabo uNkulunkulu zalamuhla zizakubabhubhisa masinyane. Izivumokholo zenhlanganiso yesonto uqobo, lezinto abazibophele phakathi kwazo, lina maPentecostali. Yo into eza kulibhubhisa isivumokholo senu lenhlanganiso yesonto, uyazibophela phezulu laphayana, uthatha uPawulu esiyo futhi ungakwazi ngitsho. Ukudonsela ngaphezu kwamehlo akho, sibili ukuduba, kuyini ozama ukukwenza? Ngalokhu kumba usiye wakhona, bona, lindela nje, thatha nje okuncinyane isikhathi esidenyana nje. Kona-ke uthi ngizaphuma phakathi kwakho ngalezo sikhathi. Hathi awusoze, usuvele usuphakathi kwakho, usufakwe uphawu, usubanjwe ulophawu kuwe. Kungelandaba u-Esau wakhala kabuhlungu, lapho esazingcono, kodwa wakhala kabuhlungu, ezama ukuthola indawo yokuphenduka futhi akazange ayithole. Uzahlala khonapho lezo sikhathi. Manje isikhathi sokubaleka. U-Amosi wayesazi ukuthi izithandwa zakhe ezingelabo uNkulunkulu zazizambhubhisa ngokuphangisa. Ngoba bona, ibandla, lalimthile, uNkulunkulu lelizwi lakhe, indlela yokuphila. Basukile endleleni kaNkulunkulu yempilo futhi bazenzela eyabo. Oh, ilizwi lalisikhubekiso kubo. Futhi kuyinto efanayo lamuhla. Ilizwi likaNkulunkulu lisikhubekiso kozithi umKristu. Mtshele ngobhabhatizo lwamanzi ebizweni likaJesu Kristu. Mtshele ngoNkulunkulu ongcwele. Lokho kuzakwenza futhi awu, bathi awu, silomoya ongcwele. Kona-ke kungani ulokhu siba lenwele ezigeliweyo? Kungani ulokhu ubhabhathiza ebizweni likaBaba, iNdodana nomoya ongcwele? Kungani ulokhu ukholwa kulezi ezinye izinto ozikholwayo futhi usenza ngendlela owenza ngayo? Uyatshengisa. Izithelo zakho ziyakutshengisa. UJesu wathi ngezithelo zabo uzakubazi. Yebo, bona. Lokho kuyatshengisa nje ukukhuluma ngento ongazi lutho ngayo. Yebo, mnumzane. Yebo. Nxa u-Amosi wayelapha, wayengakhalimela inhlelo zabo. Yakwazi lokho? Manje ngizakubala indima eyodwa engingakavali, indima 8 yesahluko 3. Futhi asibaleni. Isilwane sibhongile, ngubani ongayikwesaba? Inkosi isikhulumile, ngubani ongayekela ukuprofetha? Lalelani, ekuvaleni manje ngifuna ukuthi lokhu. Ngiyaxolisa ukuba ngiligcinile, ngilidonse ingxenye yehola. Kodwa khangelani, ngifuna ukukhuluma lokhu, ngingumzingeli, ngiyazingela. ngiyathokoza uNkulunkulu wanginika into enjengaleyo. Ngolunye usuku lapho umbhobhothi ubuka ngabuyela emuva ngibona abanyadubula njalo. Angifuni ukuthi kungethuse. Nga ngaba le ngozi phandle emgaqweni angisoze ngitshiye ukutshayela imota. Nga ngihamba esibuyeni futhi ngikhubeke uzwane lwami ekhapethini futhi ngaphuma ngefasitela. Angisoze ngitshiye ukuhamba bona. Hatshi, hatshi uNkulunkulu wanginika okokwenza okuhlanzekileyo. Lo kwangusathane, lo kwangasiye uNkulunkulu bona. Lo kwangusathane. Manje ngiyazi umuthi kamoya kikho kulaba thathu bethu kuleli kamelo khona manje abakwazi okuyikho. Futhi kungaphakamisa inwele ekhanda lakho. Kodwa ngingeke ngitshele lo yedwa bona. Loba nje abantu abathathu okwesiqiniso manje kulungile konke ku uNkulunkulu wayekwazi konke mayelana ngakho futhi wakuxwayisa ngaphambili lapho konke okunye futhi siyakwazi ngokuyingxenye ngakuliphutha lami futhi ngangilenye into ngamela enye indoda ngesinye isikhathi lapho ongafanelanga ngimele ngabe nje ngamnyikinya isibindi saphuma kuye bona kuloku kwenza ngenza ukukubhadalela ngakho khona ke ngakho sa lokho kulungile yimi futhi kuthethelelwe manje futhi sizaqhubekela phambili bona yebo uAmosi, lindima 8. Nga silwane sibhonga ngubani ongayikwesaba. Ngazingela emakhosini aseAfrika. Ngike ngaba khona lapho izilwane ezazikhona. Kuyinkosi yezilo. Ngalala phandle emagusini ngesikhathi sobusuku futhi ngisizwa ukukekela lezi mpisi okuhleka lokuhlaba umkhulungwane futhi le nyamazana ezehlukeneyo futhi ke ezinye zazo impisi zazingenza ukunqumisa igazi lakho nje lapho ziklabalala futhi lapho lengwe lokukhala lakho konke okunye lezi nkuba bulongwe lenkawu lendwangu le nkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane zikhala uhamba yonke indawo ngezwa zonke inhlobo zezinto zisenzakala kodwa wothi isilwane sibhonge inkuba bulongwe ziyathula
deathly hush.
We kuthula kokufa. Ziyathula. Ini? Inkosi yazo ikhulumile. Amen. Ayisilwane singabhonga ngubani ongayi kwesaba. Lapho uNkulunkulu ekhuluma ngubani ongayi kuprofeta. Lapho uNkulunkulu ekhuluma uprofeta uyamemeza. Ngiyazi lokho engikutshoyo. Umprofeti weqiniso uyamemeza. Bangani? Usekhulumile. Kona ke wathi sonke izidwala zombuso wakhe. Silalele kulokho akutshoyo. Nga isilwane singananzelela ukuthi kulento engalunganga lapho ebhonga yonke into yombuso wakhe iyathula. Ziyalalela. Loba izibungu ezincinyane kukanti usembusweni waleso silwane. Lokho kuklabalala kungena egazini kokuhlaba umkhulungwane kwempisi iyathula. Leyo ndlovu lapho engaphakamisa isilwane futhi sizunguze ngalapho ngeyakhe futhi wathi isilwane sibhonge iyathula futhi ime ithule wathi inyathi enkulu engenelisa ukufinya ikhangeleka sengathi ivuthele umlilo emakhaleni ayo lapho isilwane siyeqela phezu kwakhe asingeke simlimaze wathi ubhejane lamathani akhe ayisikhombisa isikhumba emhlabe lombombo wakhe omkhulu wathi isilwane sibhonge uyamandleleni yakhe yini indaba inkosi yakhe isikhulumile bona ufuna ukuzwa lokho okuza kukhulunywa futhi lapho uNkulunkulu ekhuluma umprofeti uyamemeza futhi ke wothi umbuso wakhe ulalele lokho akukhulumayo uNkulunkulu usekhulumile makuthi isidalwa sonke sombuso wakhe silalele kulokho akutshoyo asikhulekeni.
Oh, lion of the tribe of Judah.
Oh, silwane sesizwe sako Juda. Phakama futhi ubhonge. Wena uyabhonga kulolu suku lokucina. Amehlo akho anciphile. Ukhangile phansi. Uyabona isono salokhu okuzithi isizwe samaKristu lomhlaba.
You're seeing the sin of this nation when it's been bought with precious blood.
Ubona isono salesi sizwe lapho sithengwe ngegazi eliligugu uyabona ukuthi inhlanganiso zamasonto zigqumbuza kanjani elizwini lakho bona ukuthi abaprofeti bamanga baqamba amanga kanjani iqiniso likaNkulunkulu bayalilandula bonga oh silwane sakoJuda wothi abaprofeti bakho bamemeze lapho uNkulunkulu ekhuluma ngubani ongayikuprofeta ilizwi likaNkulunkulu liphuma eBhayibhelini lihamba ngomprofeti engathula kanjani Ngawa engakwenza wayezadubuka abe iziqa. Oh uNkulunkulu, wothi umprofeti wakho abhonge inkosi. Bongisa umbiko wakho uNkulunkulu. Futhi wothi izidalwa zonke zombuso wakho silalele.
May the women stop and examine themselves.
Wothi bami. Wothi abafazi bami futhi bazihlole. Wothi amadoda ami azihlole ngokwabo. Wothi wonke umthimayeli olalela uthi tephu. Ame futhi azihlole.
The tribe of Judah roars.
Ngoba isilwane sesizwe sakoJuda siyabhonga.
And the true
futhi ilizwi leqiniso lisiza kubaprofeti likhuluma limemeza. Pendukani futhi liphenduke. Isikhathi singakapheli. uNkulunkulu ngiyanikela umbiko. Ethepini futhi lakulaba abalaleli ababonakalayo kuwe lokhu kusa ngokuthemba ukuthi uza kuvumela futhi biza yonke indodana lendodakazi kaNkulunkulu engaphansi le eza kuzwa lithephu kumbe ngaphansi kokuzwakala kwephimbo baza kubuyela ekuphendukeni ngaphambili isikhathi singakapheli futhi ngiyakholwa Nkosi nxa ungathumela uAmosi lapha angamemeza into efanayo ngoba wayengeke amemeze kodwa nxa engumprofethi weNkosi ungumthumeli welizwi uthunyelwe yilizwi ele lizwi futhi uyilizwi manje Nkosi makwenziwe ebizweni likaJesu Kristu. Amen.